Asikhothamiseni amakhanda ethu. Nkosi, lapho sibuthana, lapha lokhu kusa okuhle kwePhasika, ukubona amahlumela amancinyane elwisa indlela yawo ukuphuma. Inyosi ziphapha phakathi, futhi zithola isabelo sazo. Inyoni zihlabela sengathi inhliziyo zazo zingadubuka ngentokozo, ngoba kulePhasika. Siyakholwa ukuthi wavusa uJesu kwabafileyo iminyaka eminingi edluleyo. Lamuhla futhi siyagubha lolu suku lwesikhumbuzo. Futhi makubuye iPhasika phakathi kwethu sonke lamuhla. Makuthi thina njengenceku zakhe sizwisise ilizwi lakhe ukuthi sasisebudlelwaneni bakhe leso sikhathi. Lokuthi manje sivuke kanye laye futhi sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini. Busisa inkonzo lapha eTabanekeli lasemazweni wonke lapho eyakhona ngalifoni. Silisa bonke abagulayo labahluphekileyo. Makube yiPhasika kibo njalo lokuphuma emkhuhlaneni kusiya emandleni. Futhi lalabo abafileyo esonweni lesiphambekweni mabaphile lamuhla ngoKristu. Futhi siza kukudumisa wena ngoba siyakucela ebizweni lakhe. Amen. Ngeqiniso sibili ngithi lokhu kulithuba elimangalisayo, lokhu kuza ukuphenduka lapha eJeffersonville, Indiana, laleli bandla elikhulu, ibandla ligcwele futhi limile, lasemaceleni, langaphandle, lalapho okupaka khona imota landawo zonke, lakini bantu emafonini kudabula ilizwe, ikusa okuhle lapha, ngelesihlanu ntalo okhukusa, umngane wami omncinyane olesifuba esibomvu, uphaphele phezu kwefasitela, futhi wangivusa, bekungathi inhliziyo yakhe encinyane ingadubuka esithi, uvukile. Ngihlezi ngicabanga ngalinyoni encinyane, injengomngane kimi, ngoba ngiyamthanda, njengenganekwane, ngaye isithi, inyoni encinyane ensundu, yambona ehlupheka esiphambanweni, lapho isono esasimbeke khona. Yebo sibili, inyoni encinyane, yayingela sono, wayengadingi ukufela inyoni encinyane. Kodwa waphaphela eziphambanweni futhi wazama ukudonsa izipikili ezikhupha ngomlomo wakhe omncinyane, futhi isifuba sakhe sababomvu. Futhi iyo indlela engifuna ngayo esami lami, njengehawu elokuzama ukuvikela linto eyinkazimulo ayifelayo. Nginanzelele ukuthi isikhathi sethu silinganisiwe lapha, ikakhulu kubangane labo abalalele ngefoni. Ngithanda ukubizela ukulalela kwenu lokhu kusa emfanekisweni. Lowo kwesinye isikhathi esedluleyo wathathwa ngekhamera wombono engangilawo lapha eTabanekeli, wokusuka e-Indiana ngisiya e-Arizona, lapho engangizahlangana khona ngesimo sephiramidi ingilosi eziyisikhombisa. Ngingazi okwakuza kwenzakala ngesikhathi esilandelayo. Lapho sengifikile lapho, ngicabanga ukuthi kwakuyikuphela kwempilo yami, ukuthi akulamuntu owayengamela ukudubuka. Futhi ngileqiniso lonke liyayazi lindaba. Futhi-ke eSabino Canyon okunye ukusa njengalokhu, lapho ngisemkhulekweni kwakulenkemba eyabekwa esandleni sami, futhi kwathiwa leli yilizwi futhi inkemba yelizwi. Ngamuva ingilosi zabonakala njengokuba kwaprofethwa, futhi ngaleso sikhathi esifanayo isixuku esikhulu sokukhanya sasuka lapho engangime khona, futhi sahamba amamayila angamachumi amathathu phezulu emoyeni. Futhi sazingeleza isigombolozi njengempiko zengilosi, sadweba ezibhakabhakeni isimo sephiramidi exukwini elifanayo lengilosi ezavelayo. Isayensi yathatha umfanekiso indlela yonke kusuka eMexico lapho kusuka enyakatho eArizona lapho umoya ongcwele owathi ngizakuba ngime khona amamayila angamachumi amane enyakatho mpumalanga yaseTucson futhi kwahamba emoyeni futhi iLife magazine yathwala imifanekiso into eyimfihlo khonale emkhathini lapho okwakungeke kube lokulunama khona lapho okwakungeke kube khona umhwamuko wolutho amamayila angamachumi amathathu phezulu lamamayila angamachumi amabili lesikhombisa kusabalala futhi kusiza phezulu lapho lezo ngilosi ezazikhona manje babuza ukuba babekwazi isayensi omunye wabo eTucson wayefuna ukuba kwazi ukuba kwakusichoni kodwa anyizange nibatshele lonke lalikwazi wakhulunywa kungakenzakali kodwa kwakungasikho okwabo kwakungokwenu futhi ke lapho wakhuluma kimi futhi wathi impawu eziyisikhombisa zizavulwa imfihlakalo eziyisikhombisa imfihlakalo ephethwe kazikhombisa yeBhayibheli ezazivaliwe kusukela ekusekelweni komhlaba zizakwembulwa futhi thina kukanti elithobekileyo iqembu elincinyane liqathaniswa kanye lomhlaba wonke sikholisile lezi izibusiso ukuzwa lezo mfihlakalo umtshado ukwahlukana inzalo yenyuka yonke limbuzo ehlukeneyo iyembuliwe kithi ngokupheleleyo hathi ngomuntu kodwa ngunkulunkulu ngokwakhe ovulele izo mfihlakalo eziyisikhombisa zalokho ibandla elaliyikho ukuthi kwakunjani kuKristu ekuqaleni lokuthi kuzakwembulwa njani osukwini lokucina futhi manje lapho lokhu kusenyuka silomfanekiso phandle esikhwangwaneni kodwa khona-ke ngilomfanekiso obekwe khona lapha nxa lingananzelela njengalokho iLife magazine ebilakho kodwa angazi uba abalaleli bami abakhona lapha bake bakhangela sibili emfanekisweni bona bona endleleni okufanele kube yiwo ngiyakhumbula ngangitshumayela lapho lumbono usiza phezu kwesifundo sebhuku likasambulo lapho abahluleli abadala lapho esibone khona uJesu kusambulo 1 lapho siqalisa ukuvula impawu eziyisikhombisa kumbe izikhathi zebandla ngingatsho ngaphambili nje ekuvulweni kwempawu eziyisikhombisa uKristu wayenelenwele njengoboya bezimvu zimhlophe futhi ngakuchasisa lokho kini ukuthi abehluleli besingisi basendulo labehluleli bekadeni lapho besiya ebhentshini ukuyafungiswa igunya labo elikhulu lanikezwa kibo babegqoka iwigi emhlophe njengoba kwakunjalo emakhanda abo ukutshengisa igunya labo eliphezu konke awu nxa ungachibilikisa umfanekiso njengalokhu futhi ukhangele ungakubona mhlawumbe kuvela kumbuthano nguKristu bona amehlo akhe ekhangele lapha kuphelele njengokungaba yikho egqoke iwigi emhlophe yobuNkulunkulu obukhulu lomahluleli wamazulu wonke lomhlaba liyawabona amehlo akhe amakhala akhe umlomo wakhe chibilikisa nje umfanekiso ukusuka kulokhu indlela ababelawo lindlela indlela okumele ube ngayo futhi wena liyakubona na ungumahluleli omkhulu akula omunye kodwa yena futhi lokho yikutshengiswa okupheleleyo njalo isiqiniseko sokuthi lumbiko uliqiniso leli liqiniso kuliqiniso futhi singamenzi umuntu wesithathu kodwa onguye umuntu kuphela kanye lokumhlophe bona liyabona okumnyama ubuso bakhe indevu zakhe lamehlo akhe futhi nanzelelani ukhangele ukusuka kuye ukuya ukukhanya lokhu kukhanya ehlangothini lwesandla sokunene ukulokho akhangele khona futhi esiphambanweni yikho lapho akhangela khona kwesokunene lapho athethelela khona isoni ekukhanyeni kokuvuka kwakhe silokhu siqhubeka ngebizo lakhe ngifisa lokhu kusa ukuthi ngabe ngilesikhathi esineni sokusebenzisa phezu kwalesi simanga esingaphezu kwaloba yiliphi ithunzi lokuthandabuza ukufakazelwe okweminyaka engamachumi amathathu edluleyo kumbe amachumi amathathu lanhlanu khona lapha kuleli bandla kusukela phansi emfuleni lapho lokho kukhanya okufanayo kwehla phansi lapha eJeffersonville ngo-1933 futhi wakhuluma lawo mazwi Njengo Johane umbhaphathizi wathunywa ukwandulela ukuza kokuqala kukaKristu, umbiko wakho uzandulela okwesibili. Sisesikhathini sokugcina futhi siyakubona. Siyamangala kwezinye izikhathi. Kungani kungasabalali emhlabeni? Mhlawumbe kwesinye isikhathi siza kuba lethuba lokuchasisa lokho nxa uNkulunkulu ethanda. Manje ngifuna ukuthi livule emabhayibhilini enu. Njengoba sihlala sikholwa ukuthi ilizwi kumele libuye kuqala, ukubalwa kwelizwi. Ngihlala ngikubala lokho ngoba amazwi ami ilizwi lomuntu lizakwehluleka, kodwa ilizwi likaNkulunkulu alisoze lehluleke. Manje sizakubala emibhalweni engcwele isifundo, futhi sifuna livule kuqala endaweni ezintathu eBhayibhelini engikhethe ukubala kuzo. Enye yazo ikusambulo isahluko 1 nendima 17 lo 18. Yikho lapho abonakala khona lenwele zakhe ezimhlophe njengoboya bezimvu, lenyawo zakhe zazinjengethusi. Futhi-ke ngifuna libambe njalo emabhayibhilini enu abaseRoma 8:11. Ngikhethile lokhu kusa indawo ezintathu zokubala emibhalweni engcwele okombiko wami lamuhla. Lowo iNkosi ewubeke phezu kwenhliziyo yami ngovuko. Futhi-ke ngifuna ukuthi njalo uMarko 16:1-2, lapho ngiza kuthatha indikimba yami. Manje kusambulo 1:18 siyabala la mazwi 17:18. Futhi lapho ngimbona ngawela enyaweni zakhe njengofileyo, futhi wabeka isandla sakhe sokunene phezu kwami esithi kimi, ungesabi ngoba ngingowokuqala lowokucina. Nginguye lowo ophilayo futhi ngangifile, futhi khangela ngiyaphila kuze kube nini lanini. Amen. Futhi ngilezihluthulelo zokufa lesihogo. Futhi kwabaseRoma isahluko 8 lendima 11 sibala lokhu: kodwa uba umoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo uhlala kini, yena owavusa uKristu kwabafileyo uza kuphilisa le mizimba yenu efayo ngomoya wakhe ohlala kini. Futhi manje kuMarko isahluko 16, isahluko sovuko, isahluko 16 indima 1:2, futhi lapho isabatha selidlulile, uMaria Magdalena umama noMaria unina kaJakobe loSalome bathenga amakha ukuze bahambe bayemgcoba. Futhi ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki beza engcwabeni ekuphumeni kwelanga. Manje isifundo sami kulokhu kusa ngifuna ukuthatha okwesifundo yikuphuma kwelanga. Futhi okwesifundo ngifuna ukusebenzisa amandla aphilisayo. Manje liyazi mhlawumbe belisizwa umsakazo labachumayeli abehlukeneyo bekhuluma. Futhi umfowethu Neville ohloniphekayo lokhu kusa ekhuluma isifundo sakhe sephasika ngokuvuka. Futhi ngacabanga mhlawumbe ngiza kuthatha indlela etshiyeneyo kancinyane, hathi ukuba ngahlukane, kodwa nje ukungezelela okunye okuncinyane mhlawumbe kwelinye icele. Ngisenzela lina imibhalo lonke icele ohamba ngalo lemibhalo kuhlala kubonakalisa uJesu Kristu. Awungeke ukubalekele loba ngayiphi indlela, kuhlezi kumbonakalisa. Manje njengomhlaba lamuhla enkonzweni yesikhumbuzo kumbe phose e-United States, lalolu hlangothi lomhlaba lokhukusa. Emabandleni lakuyonke indawo bagubha isikhumbuzo sokunqoba okukhulu umuntu ake waba lakho. Ngiyacabanga njengomsindisi lapho esifa, kumbe njengosane lapho ezalwa, wayengeke abe lapha ngaphandle kokubuya emhlabeni, futhi lapho esifa ngeqiniso wahlawulela isono sethu. Kodwa kukanti kwakulezingane ezincinyane ezinhle eziningi ezazalwayo, futhi kwaba labantu abaningi abahluphekayo futhi bafela imbangela eqotho. Kodwa kakukaze kube khona loyedwa owayengazivusa njalo kwaze kwaba yilolu suku. Manje leyo yiviki enkulu kakhulu embalini, ukugubha okukhulu kakhulu kwazo zonke izikhathi. Liphasika kulapho afakaza lokho ayekuchilo, umuntu angakhuluma izinto kodwa kukanti akusikho khona kanye ukungakholwa ngokupheleleyo ukuze kufakazelwe ukuba liqiniso. Futhi njengoNkulunkulu owathi, bivinyani izinto zonke, libambisise kulokho okuhle, angeke akutshele ukuthi wenze into angasoze ayenze ngokwakhe. Ngakho wafakaza ukuthi wayengubani lo owafela isono sethu. Futhi manje akusikho kuphela usuku lwesikhumbuzo kuwo wonke lawa amaluba ephasika amakhulu, lengwane zephasika, lemivundla eyipinki lokunjalo, lokho esingene kikho lokugubha okungcwele. Khona kulungile, kodwa lokhu akusiyo into eqotho ngaleyo ndlela. Njengabantu lamuhla bezama ukuthi kufanele sigeze inyawo kanye ngomnyaka, ngolwesine langolwesihlanu kufanele sithathe isidlo, lazo zonke imfundiso ezehlukeneyo eze bayaphikisana ngokuthi lokhu kufanele kube lusuku lolo kumbe usuku lolo, kumbe loba kufanele kube lusuku lwesabatha kumbe usuku lokuqala lweviki, kumbe zonke izinto lezi zilisiko nje. Ungakunceda ngani konke kwakho loba ube lelenti kumbe ungela lenti? Nxa kungela mpilo kuwe, kuyisikhumbuzo kuphela lokho okungela lutho lokumelana lakho. Kodwa ngeqiniso bagcinile amasiko abo, kodwa bachiya into eqakathekileyo. USathane akalandaba ukuthi umkhonzi onganani kumbe uqonde okunganani emfundisweni yakho. Nxa usilela leyo mpilo wawusoze uvuke loba kanjani. Kungelandaba lokuthi ungumkhonzi okunganani, ulunge okunganani, mangaki amabandla owake wabakiwo kumbe ozakubakiwo, akulandaba lento eyodwa ngaphandle uzelwe kutsha. Ngakho-ke nxa uNkulunkulu wavusa uJesu kwabafileyo, wamvusela okwesikhumbuzo na? Futhi ngabe lokhu kusa kokuvuka kuyinto kuphela yosuku olulodwa emnyakeni, kumbe usuku oluthile esigubha lokhu na? Kumbe singabasizakalayo ngokuvuka kwakhe? Kutsho ukuthini kimi? Kutsho ukuthini kuwe? Manje siyakholwa ngokholo ukuthi wavuka kwabafileyo, kodwa lokho kuloko kwenzani ngami na? Lokho kwakuyiminyaka eyizinkulungwane ezimbili ezedluleyo. Manje ukuthola isifundo lesi lapho ngidiniwe, ingalo yami ibuhlungu ekuhlatshweni ijekiseni umongikazi angiphe khona, ngoba ngiyakuya phetsheya kolwandle manje njengoba lisazi ensukwini ezinlutshwana, futhi kumele ngihlatshwe ijekiseni indodana lami, futhi lekholera, yellow fever, lezinto zonke. Nxa ngikhathele sibili kungenza ngigule. Lokho uKesari ufuna ukuba uhlatshwe amajekiseni lawo ungakayi kwelinye ilizwe. Futhi wathi, hana uKesari okungokukaKesari, kodwa-ke hana uNkulunkulu okungokukaNkulunkulu. Futhi lapho ngisahlezi lapho ngiswela ukuba kuyini engingakukhuluma kulo umbuthano olindeleyo lokubusa lokho engilokubonga kakhulu ngakho futhi indoda labafazi abangabeka impilo yabo emzileni ngalokho oza kutsho ngingakwenza njani kuyini okufanele ngikuthathe okwesifundo futhi ke lapho ngisahlezi lapho sengiphose ngalala umnyango wami wakhehlezela phandle ohlangothini lwaphambi kwendlu kungela muntu owayelapho kodwa mina ngokwami ngokwazi kwami ngalalela angizange ngikuthole kahle emva kwesikhatshana umnyango wekamelo langasensitha lapho engingena ngisiya engitadishela khona lakhehleza futhi omunye umuntu waqhubeka enyikinya umnyango futhi ngahamba emnyango futhi ngavula umnyango futhi ngokumangala kwami enhle encinyane inkazana elenwele ezilithanga elamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka yayimile lapho ikhangeleka njengeluba lephasika elincinyane ehlezi lapha ingikhangele manje wanginika ikhadi futhi kwakuyi yebo ngithemba lapho ngifika ngekhaya kuza kuba lamakhadi ephasika lokunjalo kodwa lelo kuphela kuyikuba ngisuka ngekhaya engangilamukele futhi wathi mfowethu Branham lokhu kuvela kubaba lakimi wayefuna ukuba leqiniso ukuthi ulakimi wayekikho futhi ubaba wakhe olomkhuhlane wamathambo ehlezi esihlalweni esilamasondo wayethumelele ikhadi lapho ngilithatha futhi ngabonga isithandwa esincinyane lapho echibilika futhi esuka emnyango ngavula ikhadi futhi esimweni saleli khadi ngathatha isifundo sami ngoba ekhadini kwakungumakho ongcwele 16:1 lo 2 ukuphuma kwelanga ilanga laliphuma khona-ke ngacabanga ngalokho futhi ke isifundo sokuphiliswa kukaJesu Kristu evuswa kwabafileyo ngithatha isifundo sami manje ilanga ekuphumeni kwelanga awu kwakulesikhathi lapho umhlaba owawuhlezi ebumnyameni obuyisigayegaye wawungelasimo futhi ungelalutho futhi wawumboziwe wonke ngamanzi futhi uhlezi lapho ebumnyameni umnyama umumo onyukubeleyo futhi umoya kaNkulunkulu wahamba phezu kwalawo manzi futhi wathi makube khona ukukhanya uNkulunkulu wayelesizathu sokwenza lokho ngoba kusehla ngaphansi kwamanzi lawo kwakulembewu ayezihlanyelile futhi kwakufanele kube lalokho kukhanya kwelanga ukuyenza iphile futhi ukukhanya kokuqala okwake kwaphiwa emhlabeni kwakuyilizwi likaNkulunkulu elakhulunywayo ukukhanya kokuqala okwake kwatshaya umhlaba kwakuyilizwi likaNkulunkulu elakhulunywayo wathi makube lokukhanya futhi kwaba khona ukukhanya lokho kwaphendula ubumnyama baba yikukhanya ukuze kulethe indalo yentokozo lempilo phezu komhlaba khona-ke umoya kaNkulunkulu lapho uhamba ngothando lesihawu kulolo suku olukhulu usuku lokuqala lokusa lwendalo phezu komhlaba ilanga laphuma futhi lasabalala insabazalo futhi lomisa amanzi emhlabeni futhi lenza umumo ngaphezulu futhi esikhathini salo sokuqala kwakuyikuletha intokozo lempilo emhlabeni ngembewu lelo kwakulihola elikhulu kodwa oh kwakungasilutho lokho kuphuma kwelanga njengokuphuma kwelanga kulokho kusa kwephasika lesi sikhathi lelanga liphakamela eziphakabhakeni waletha njalo ukuphuma kwelanga okukhulu kulokwake kwaba khona ngoba kwabuya indaba ezinkulu ngalokhu kuphuma kwelanga ukwedlula okwakwenzayo ukuphuma kwelanga ekuqaleni. lokhu kuphuma kwelanga kwaletha indaba ukuthi uvukile usephilisiwe kwabafileyo njengoba wathembisa uvukile kwabafileyo. Isikhathi sokuqala ilanga liphuma kuGenesisi laliletha umbiko ukuthi kuzakuba lempilo phezu komhlaba, impilo efayo. Kodwa kulesi sikhathi lapho ilanga liphuma kwakulo lokuphuma kwelanga okukabili okunye indodana ivuka kwakuli kungeyisilo kuphela ILANGA liphuma kwakuyi NDODANA isivukile ukuletha impilo elaphakade kuyo yonke imbewu kaNkulunkulu ethenjisiweyo ukuthi ngokwazi ngaphambili wayeyibonile ilele phezu komhlaba. Yayingeke njalo impilo yezimila iphile emuva le ekuqaleni kungela LANGA ukuthi lizilethe ekuphileni. Akwenzakali njalo lamuhla apho amadodana kaNkulunkulu esemhlabeni ukuthatha ukukhanya kwe-NDODANA ukubaletha ekuphileni okulaphakade abakhethiweyo bakhe ayebazi ngaphambi kokusekelwa komhlaba. Wayebakhethile kuye ngaphambi kokusekelwa komhlaba futhi ngokusa kwePhasika khona-ke kulumhlabathi kwenye indawo kwakulele imizimba yethu ngaleso sikhathi ngoba siluthuli lomhlaba. Futhi ezulwini kwakule bhuku lesikhumbuzo lezifanekiso zakhe zazikuye esazi ukuthi ngoba lindodana kaNkulunkulu yavuka yayizavusa njalo ekuphileni yonke indodana eyayimiselwe ngaphambili kulesi isikhathi esikhulu. Wayekwazi ukuthi kuzakuba njalo futhi kwakuyikuphuma kwelanga okulenkazimulo enkulu ukwedlula okwakuyiyo ekuqaliseni ngesikhathi lapho kuqala ukusa. Manje kulokhu okukhulu ukuqhaqhwa kophawu lwePhasika, manje lamuhla silomkhuhlane wofuba, uphawu lwePhasika. Abantu bathumela umbiko omunye komunye lokusekela lesi sikhwama semali esikhulu wombe uhlelo ukwenzela odokotela lesayensi yemithi ukusebenza phezu kwenye into ukuphungula kumbe ukuncedisa umkhuhlane wofuba. Valuphawu lokho esikubiza ngokuthi uphawu lwePhasika, lapho sithumela umbiko omunye komunye. Kodwa lapho sisemukela umbiko, uphawu lolo luyadatshulwa ngoba uphawu yilo oluvalele umbiko ngaphakathi. Futhi manje uphawu lwePhasika lweqiniso kulokhu kuphuma kwelanga lwadatshulwa lemfihlakalo yokuphila emva kokufa yembulwa. Singakafiki leso sikhathi sasingakwazi. Umhlaba wabuthana ebumnyameni waphumputha ukucabangela komuntu, imicabango eyayiphakathi kwenhliziyo yomuntu. Isiko lenziwe, abantu babekhonza izithombe, babekhonza ilanga, babekhonza yonke inhlobo yabonkulunkulu nayo yonke inhlobo yabantu eyenza izitho. Bonke baya engcwabeni futhi bahlala engcwabeni, kodwa uphawu oluqotho lwase ludatshuliwe futhi yena lo owake waphila njengoba siphila wafa njengoba siza kufa wavuka kwabafileyo. Ikusa bani? Akuzange kube khona okunjengakho embalini yonke yomhlaba. Imfihlo yazakaliswa ukuthi wayeyikonke ukuvuka lokuphila. Futhi wathi lapho ephuma kulokho kusa, ngoba ngiphila lani lizaphila. Wayengayisiyo indlalifa kuphela yokuvuka, kodwa zonke lezo mbewu ezaziphumule esithembisweni sikaNkulunkulu esikhulu yaba lokusizakala kwalokho kuvuka ekuphileni. Ngoba wathi, ngoba ngiphila lani lizaphila. Lokho kwaba yikudatshulwa kophawu ngoba wavuswa, kanjalo wonke umuntu okuKristu uzavuswa kanye laye. Kulokhu ukuphuma kwelanga okuyinkazimulo uNkulunkulu ayekufakazele kumbe wakuqinisa ilizwi lakhe Wonke, ukunyukubala nokuthandabuza, lokho okwakuhamba engqondweni zabantu, wasuswa. Ngoba lapha, wayenguye lowo, owake waphila, wadla wanatha, futhi waba lobudlelwano lomuntu, owathi, ngilamandla okubeka phansi impilo yami, ngilamandla okuyivusa njalo. Futhi manje, wayengakhulumanga kuphela isitsho, kodwa wasifakaza ukuba liqiniso. Oh, yinto bani enkazimulo leyo? Ngiqinisekile lokhu kusa ukuthi loba lathi esikukholwayo asingeke siqedisise ukuthi inkulu okunganani linto eyayiyikho. Ngoba wavuka kwabafileyo, thina lathi sesivele savuka kwabafileyo ngoba sasikuye. Nanzelela manje, lapho ubumnyama bumboza umhlaba, uthi lenhlanyelo zazingenelisi ukuphila, kungela kuphuma kwe-LA, NGA, futhi ubumnyama base bumboze umhlaba. Futhi manje, i-NTO, DA, NA, yayivukile, futhi bonke ubumnyama banyamalaliswa ikukhanya lokhu, lapho kusabalala phezu kwezizwe kusiya ebantwini. Ukuthi akakho lapha kodwa uvukile yisitsho bani? Wayefakazele ilizwi lakhe, wayekufakazile ukuba yikho, ukuba liqiniso, ngoba wayesenqobe ukufa manje isihogo lengcwaba. Ubuthathu bukadeveli, ukufa isihogo lengcwaba, ngoba uSathane ungumsunguli wokufa, umnikazi wesihogo lengcwaba njalo. Futhi lobo babuyibuthathu bukaSathane bubangelwe yinto eyodwa, lokho kwakuyikufa. Ukufa uyahamba engcwabeni, futhi uyisoni uyahamba esihogweni. Konke kuyinto eyodwa uqobo, ubuthathu bukaSathane okwakuyikufa. Lokho kwakubambe umuntu ekuthunjweni iminyaka yonke leyi, kodwa manje ubuthathu beqiniso bukaNkulunkulu esiba yilowo obonakaliswa kuKristu, owayeyikuphila, futhi wayeqhaqhe impawu, futhi wanqoba isitha, futhi wavuka, uNkulunkulu oyedwa weqiniso lophilayo. Ninguye owayefile, futhi ngiyaphila kuze kube nini lanini, futhi ngilezihluthulelo zokufa lesihogo. UNkulunkulu oyedwa wenziwa waba ngumuntu, futhi wahlala phakathi kwethu, futhi wanqoba sonke isitha, futhi wafakaza ukuthi ubuthathu bukaSathane banqotshwa, lokuthi ubuthathu bukaNkulunkulu benziwa bazakala. Ngoba uNkulunkulu kuphela wayelamandla okubuyisa impilo njalo, wayengulowo Emanyweli. UNkulunkulu wayebonakalisiwe enyameni. Akumangalisi, wayengatsho lapho uMathewu isahluko 27, wonke amandla ezulwini lasemhlabeni aphiwe esandleni sami, yalithuma ukuba ngabafakazi bami emhlabeni wonke. Wayesenqobe konke, ukufa, isihogo lengcwaba. Akusikho ukuthi wenza lokho kuphela, uthi waphuma enqobile elamandla wonke emazulwini lasemhlabeni. Konke lokho okwakungubaba, konke lokho okwakungumoya ongcwele, la konke okwakukhona kwakukuye. Amandla wonke ezulwini lasemhlabeni aphiwe kimi, okunye konke akulamandla, waye sekunqobile. Manje futhi-ke hatshi lokho kuphela, wathumela ilizwi kubafundi bakhe, abakholwayo bakhe, lingesabi, ngoba nginguye owayefile, futhi ngiyaphila njalo kuze kube nini lanini, njalo ngilezihluthulelo zokufa lesihogo sengivele ngakunqoba khona. Lingesabi njalo futhi, ngoba yonke eyamiselwa ngaphambili, imbewu kaNkulunkulu emiselwe ngaphambili, izabuya ekuphileni, lapho lokho kukhanya kusabalala emhlabeni okwevangeli eliyinkazimulo esikhathini sonke, kuzaletha isilimo uNkulunkulu asimisela ukuthi sikwenze. Wayesevuke kwabafileyo. Oh, kuyinto bani emangalisayo leyo! Ngiyaphila kumbe ngiphilisiwe. Ibala litsho ibala ukuphiliswa, ibala lesiGriki litsho ukuthi into enziwe yaphila emva kokufa, njenge ngembewu eya emhlabathini kufanele ife ingxenye yonke yembewu kufanele ibole ingxenye yonke yembewu futhi ingxenye yonke yempilo eyayisembewini kufanele iphume njalo yena waphiliswa hathi lokho kuphela futhi ngizathumela impilo efanayo eyangiphilisayo amandla angikhupha engcwabeni izawathumela phezu kwenu ukuliphilisa ukuthi lapho engikhona lizakuba khona lani kuluka isahluko 24 indima 49 wathi khangelani ithumela isithembiso sikababa phezu kwenu kodwa hlalani kumbe lindani edolobheni laseJerusalema lize ligcwaliswe ngamandla avela phezulu ukutshengisa ukuthi akazange adonse kuphela inzuzo phandle kwakho kodwa wabela lezo nzuzo weza ukuzohlenga kumbe ukuletha ekuphileni lezo mbewu ezamiselwa ngaphambili uNkulunkulu azibona ngaphambi kokusekelwa komhlaba futhi wabeka amabizo abo ebhukwini lokuphila futhi nanzi lapha emhlabeni zingelathemba akabuyanga kuphela ukuba isibusiso kodwa ukwabela isibusiso layo yonke imbewu emiselwe ngaphambili manje nxa imbewu yayingekho emhlabeni yayingeke iphile yayifanele ibe semhlabeni futhi njalo iphiwe amandla okumila kungela ndaba ukuthi igcinwe isikhathi eside kanganani ebunyameni izaphuma lapho INDO DANA ikhanyisa phezu kwayo nanzelela manje weza ukuba abelane lathi akumangalisi ivangeli lizindaba ezinhle ibala uqobo vangeli litsho izindaba ezinhle izindaba ezinhle ini nxa umuntu wafa ngenxa yethu lezo zindaba ezinhle nxa uKristu wazalwa lezo zindaba ezinhle kodwa akula indaba akukaze kube lendaba ezinjengalezi indaba ukuthi lo owenza isithembiso isiqinisile isithembiso ukuthi uyaphila kuze kube nini lanini futhi ulezihluthulelo zakho konke ukufa lesihogo esandleni sakhe ukunyukubala konke kwanyikinyelwa kude kwakungasela kunyukubala okungaphinda kubonakale ngoba indodana yayisivukile engcwabeni kwakungela awu uzabuya kumbe engabuya wayesevele esebuyile ivangeli indaba ezinhle nanzelela wona kanye umbiko wevangeli ngokwawo yikufakaza ebantwini ukuthi uvukile hamba uyetshela abafundi bami ukuthi ngivukile kwabafileyo futhi izahlangana labo ukuqinisa lokhu kubo oh nkulunkulu kanjani kulolu suku lokugcina uza kuba lokukhanya njalo emhlabeni wonke futhi ngizakufakaza kubafundi bami hambani liyebatshela ukuthi angifanga futhi kangisilo siko kodwa nginguKristu ophilayo izahlangana labo hambisani lumbiko kubafundi bami ukuthi ngivukile kwabafileyo ivangeli indaba ezinhle wena uthi kunjalo na amaHebheru 13:8 athi ungofanayo izolo lamuhla lanini nini thina esiyizindlalifa zakhe siyafakaza impilo yakhe ingaphakathi kwethu manje izindlalifa zalimpilo impilo akukaze kube lempilo eyaphilwa njengayo waye indodana kaNkulunkulu futhi wafa futhi lokho kwakuvalela phandle kodwa lapho evuka njalo kwabafileyo ngokusa kwephasika konake thina njengezinceku zakhe sithunyiwe nguye ukuhamba emhlabeni wonke futhi lokuletha lezi zindaba ezinhle emuntwini wonke ukuthi uyaphila futhi singakwenza njani ngelizwi kuphela ngoba kulotshiwe ivangeli kalibuyanga ngelizwi kuphela kodwa ngamandla lokubonakaliswa kukamoya ongcwele ukufakaza ukuthi uyaphila manje nxa kulelinye ivangeli njengoba uPauli wakhuluma kwelinye lamaqembu imangele sibili ukuthi liphendukele kwelinye ivangeli okungela elinye kodwa ivangeli lokuzenza okholwayo kusiya kunganekwane yenhlanganiso yesonto bephambuka kulezo ndaba ezinhle futhi ngoba ngiphila liyaphila lani futhi ngiphila kini futhi imisebenzi engiyenzayo uJohane 14:12 imisebenzi engiyenzayo iza ngibonakalisa kini umbiko bani akumangalisi sibe lomhlaba omnyama wesayensi yezenkolo kodwa ngesikhathi santambama kuzakuza ukukhanya njalo kuzakuba lokuvuka ngesikhathi santambama kuzakuba ikukhanya ngesikhathi santambama manje isiqokoqela sibili sombiko owathunyezwayo ukuthi uvukile kwabafileyo thina izindlalifa zakhe thina esabelana ukuvuka kanye laye sithola inzuzo kulokhu ngokufakazela umhlaba ukuthi uyaphila asingeke sikwenze ngelizwi kuphela asingeke sikwenze ngelinye isiko lomuntu sikhanyisa kuphela lokho esikhombela kukho ngiyesaba lamuhla ukuthi inengi lethu asilethi abantu kuKristu sibangenisa ebandleni emicabangweni kodwa kumele sibangenise kuKristu unguye yedwa kuphela futhi lo kuphela olempilo lo olendodana ulokuphila futhi nxa impilo yomuntu ofileyo ingatshengiselwa kuwe uzaphila impilo efanayo ayiphilayo nxa igazi lomuntu laliluhlobo oluthile futhi wathatha igazi livela emuntwini oyedwa futhi waguqula igazi lalowo muntu oyedwa lisiya komunye uzakuba impela lolo hlobo lwalelo gazi futhi nxa umoya wakho okuwe ubalwa ukuthi ufile futhi ugcotshiwe ngempilo eyayikuKristu iphezu kwakho abaseRoma 8:11 bathi uba umoya owavusa uKristu kwabafileyo uhlala kini uzakuphilisa njalo imizimba yenu efayo leyo mpilo efanayo wona amandla afanayo leyo nzuzo efanayo ayelazo lapha emhlabeni kuNkulunkulu wakuhlenga imbewu eyaziwa ngaphambili nguNkulunkulu amabizo abo abekwa ebhukwini lokuphila lewundlu ngaphambili kokusekelwa komhlaba futhi lokho kukhanya kwevangeli kokuvuka ukuqiniswa kwelizwi saba kwazi njani ukuthi waye nguKristu na ngoba wafakaza lokho akhuluma ngakho ngiza kuba wazi njani umbiko wehola na uNkulunkulu uyafakaza lokho akuthembisayo futhi ukhuluma ngakho leso yiso isibonakaliso sokuthi sizindlalifa kanye laye ekuvukeni uyafakaza lokho akhulume ngakho lokho athembisa ukukwenza kuKristu wakufakaza ekuvukeni lokho athembisa ukukwenza ensukwini zikaMose wakufakaza lokho akuthembisayo ensukwini zikaInoki wakufakaza ensukwini zonke zabapostoli wakufakaza manje kulolu usuku uyafakaza lokho akuchoyo ngoba ayingxenye yaleyo mbewu leyo eyayimelwe ebhukwini lokuphila abuya ukuzoyihlenga ayibuyisele uNkulunkulu njalo oh ngumbiko bani ngokusa kwePhasika akavukanga kuphela kodwa izindlalifa zakhe zavuka kanye laye yena babe kuKristu ekubethelweni kwakhe babe kuye ekuvukeni kwakhe sizindlalifa zakhe siphilisiwe emva kokuba sesifile ebumnyameni umhlaba omnyama okungakholwa lapho amabandla lenhlanganiso zamasonto lokunjalo wase kusikhuphele phandle futhi kulenye into phakathi kwethu ebizayo oh sifuna uNkulunkulu silambele lokomela uNkulunkulu sajoyina iMethodist, Baptist, iPentecostal, amaPresbyterian futhi lani okunye futhi kwakulokhu kuselento embi sasingenelisi nje ukuyithola lapho futhi ukungananzelelwe lapho siphumputha ebumnyameni ukuvuka okukhulu Weza kiti, ebu bona galiswe ni kwelizi, ela chenji swayo likankulunkulu. Jenga loku, paye ibu bona galiswa kwelizi, ela chenji swayo likankulunkulu. Kangi kuchia mpefumulo wake, esi okweni, yalo angisoze ngivumele ongole wami ukubona ukubola. Wakubona galisa, ili zilonke likankulunkulu, ela chenji swakue, wakufakaza, lapo evuka ngokusa kwepasika. Manje, labo ababekade bephumputha ebumnyameni, futhi bengazilutho ngalapho, kuba kufanele bageze inyawo, kulolu suku, kumbe nxa kufanele bagcine usuku oluthile, kumbe benze uhlobo lwemithetho emiyo, izinto zonke lezo, zedlula! Ngoba kwakulokuvuka, okuyinkazimulo, okweyisa into yonke, enziwe ngumuntu, leyo umuntu ake wayenza, konke okucabangisisa. Okwenziwe ngumuntu kwakungakaze kube khona kuze kube yileso sikhathi umuntu owayengabeka impilo yakhe phansi futhi ayiphakamise njalo weyisa lobo bufakazi besayensi ababelabo okuvuka njalo lapho besithi ukuthi uJesu Kristu kafani izolo namuhla lanini nini ukuthi amandla akhe akafani ukuthi ivangeli lakhe kalifani lapho iBhayibheli lisithi uyafana uNkulunkulu weyisa yonke inhlanganiso yesonto imvubankolo yonke futhi waqhubeka phambili ngomoya ongcwele wakhe njengokuthembisa akwenzayo futhi wakufakaza kithi ukuthi uyaphila sizindlalifa zokuvuka kwakhe siphilisiwe emva kokufa emhlabeni esonweni laseziphambekweni usiphilisile kanye laye savuka kanye laye manje sihlezi ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu ukuletha kwakhe umoya wakhe uletha impilo yakhe efanayo njalo emhlabeni nxa umoya kaNkuluNkulu owavusa uKristu umzimba umzimba ogcotshiweyo nxa umoya kaNkuluNkulu wagcoba lo mzimba ngendlela yokuthi lapho imbewu leyo iwela emhlabathini wayengamvumeli nje aphumele lapho hathi wamphilisa futhi wamvusa lo moya ofanayo ngemisebenzi efanayo ngamandla afanayo ngezibonakaliso ezifanayo ubekini uza kulivusa lani njalo ngizathanda ukulibalela umbhalo omncinyane lapha ngizathanda ukuthi livule komunye umbhalo engiwubhale phansi lapha ungalinceda kancinyane utholakala ebhukwini ikaLevitikusi isahluko 23 indima 9 kusiya ku 11 lalelisisani emthethweni umthetho wobulevi uNkulunkulu ekhuluma kuMose lalelani zonke izinto lezi imifanekiso manje futhi siza kuma lapha okwesikhatshana esincane ukungena kulumfanekiso futhi inkosi yakhuluma kuMose isithi khuluma kubantwana bakoIsrayeli futhi uthi kubo lapho lifika elizweni engilinika lona endaweni isikhundla engilinike sona manje khuluma kubantwana bakoIsrayeli ukuthi lapho lingena endaweni leyi ethile engilithembise yona ukuthi ngizalisa kuyo lapho lingena lapho elizweni leli manje ekhuluma ngokwemvelo lapha efanekisa okukamoya futhi livune isivuno salo selamukela lokho engalitshela khona khonake lizaletha isithungo sezithelo zokuqala zesivuno senu womprestu futhi azunguze isithungo phambi kwenkosi ukuze lemukele ngosuku olulandelayo emva kwesabatha umpristi uzasizunguza nxa kungaba khona isiko elingcwele kumele kuphume ngosuku lwesabatha okwakulusuku lwesikhombisa lweviki olungumgqibelo kodwa linanzelele yini kulesi isikhumbuzo ukusizunguza ngosuku lokuqala lweviki isithungo okwakungokokuqala kwembewu yakho okwakuyinhlanyelo nxa kuphuma futhi sokuvuthiwe uyaquma lesi sithungo futhi usihambise kumpristi futhi makasithathe futhi akuzunguze phambi kwenkosi kube yikwemukelwa kwenu ukuthi lemukelwe uzele sithungo sakho futhi uyakusizunguza hambi kwenkosi ngo hathi ngesabatha usuku lwesikhombisa kodwa ngosuku lokuqala esilubiza isonto i-S-O-N-T-O yebo lelo libala lesiRoma ababelibiza usuku lwelanga okukaNkulunkulu olilanga kodwa ukuthi sekuguquke kanjani akuseyilo i-L-A-N-G-A njalo futhi kunu-S-U-K-U lwe-N-D-O-D-A-N-A usuku lwendodana ukuthi lolo hlamvu lwengqoloyi okuqala kaNkulunkulu ukuvuka kwabafileyo uza kuzunguzwa phezu kwebandla ukuthi siyimbewu yakhe futhi lokho yikho okokuqala kwembewu yalabo abalalayo yazunguzwa osukwini lokuqala lweviki ngesonto wavuka wazunguza lisale kahle futhi wenyukela phezulu phambi kwabantu nanzelela kwakuluhlamvu lokuqala lwengqoloyi kaNkulunkulu eyayivusiwe kwabafileyo uhlamvu lokuqala lwengqoloyi kaNkulunkulu ngamandla kaNkulunkulu aphilisayo uNkulunkulu wayephilise impilo yakhe wamvusa kwabafileyo futhi wayeyizithelo zokuqala zalabo abalalayo isithelo sokuqala wayeyileso sithungo yikho kwakufanele bazunguze leso isithungo ngoba kwakungesokuqala ukuvuthwa futhi sazunguzwa njengesikhumbuzo sokubonga kuNkulunkulu sikholwa ukuthi abanye babo bonke bazakuza kwakuyisibonakaliso futhi lamuhla ngoba wayeyindodana yokuqala kaNkulunkulu ukuvuthwa ngokugcweleyo ukuba kuNkulunkulu wasitshulwa emhlabeni futhi uyazunguzwa ebantwini okuyisifundo bani esilenkazimulo ngamandla aphilisayo okuqala lanxa wayefanekisiwe lezikhathi eziningi njengokuba siza kubona mbayimbayi ukuthi wayefanekisiwe kodwa lesi kwakuyiso sibili isithelo sokuqala salabo ababelele wazunguzwa phezu kwembewu eyathenjiswayo eyayilesithembiso sempilo wazunguzwa ngosuku lwePentekosti lapho okwenza umsindo uvela ezulwini njengokuzunguza umoya olamandla ovunguzayo futhi wazunguzwa phezu kwabantu abantu bePentekosti ababephezulu ePentekosti belindele isibusiso ukuthi sibuye futhi ukuze sizunguzwe njalo siyananzelela osukwini lokugcina mayelana ngoLuka 17:30 osukwini lwendodana njalo ngosuku lapho i-N-D-O-D-A-N-A yomuntu izakwembulwa kumbe izunguzwe njalo phezu kwabantu manje ngubani indodana yomuntu ekuqaleni kwakukhona ilizwi futhi ilizwi lalilonkulunkulu futhi ilizwi lalingunkulunkulu futhi ilizwi lenziwa laba yinyama futhi lahlala phakathi kwethu futhi nxa yonke imfundiso esilayo lesiqiniseko selizwi likaNkulunkulu ngelizwi likaNkulunkulu ngezibonakaliso ngezimangaliso siyabona lamuhla ukuthi ebhukwini likaLuka lapha ukuthi lapho esicaphune khona kumbe uLuka isahluko 17 lendima 30 noMalaki 4 lemibhalo ehlukeneyo esijwayelane layo ukuthi lelo lizwi njalo lizunguziwe phezu kwabantu ukuthi amasiko abantu afileyo afile futhi indodana kaNkulunkulu iyaphila njalo ngobhapathizo lukamoya ongcwele khona phakathi kwethu futhi usinika impilo njengalokho uKristu wayengokuqala ukuvuka kubo bonke abaprofethi lokunjalo lanxa efanekiswe endaweni ezinenyi wayeyizithelo zokuqala zalabo ababelele kumlobokazi ukubuya kukaKristu ukuphuma phakathi kwebandla kuzamele kube lesithungo sizunguzwa njalo ezinsukwini zokugcina oh minabo ukuzunguzwa kwesithungo sasiyini isithungo na esokuqala ukuvuthwa esokuqala ukufakaza ukuthi siyingqoloyi esafakaza ukuthi sasiyisithungo haleluya ngileqiniso liyabona lokho engikhuluma ngakho sazunguzwa phezu kwabantu futhi isikhathi sokuqala lapho kuzaphuma ngesikhathi somlobokazi ngokuvuka phandle kwenhlanganiso yesonto emnyama kuza kuba ngumbiko ukuthi ukuvuthwa okugcweleyo kwelizwi sekuphendukile njalo emandleni alo agcweleyo futhi lizunguzwa phezu kwabantu ngezibonakaliso ezifanayo lezimangaliso azenzayo ngemuva le. Ngoba ngiphila, lani liyaphila. Ekhuluma kumkakhe, ngoba ngiphila, lani liyaphila. Kuyikuvuka bani okwakuyikho lokho. Futhi ikuvuka bani lokhu ukuphiliswa kwabafileyo ukwenziwa uphile kuKristu Jesu ngamandla kaNkulunkulu aphilisayo. Wayezunguzwa kubo ilizwi ayeyilo lazunguzwa ngakubo njalo osukwini lwePentekosti ilizwi libonakalisiwe manje futhi ngithi lizazunguzwa njalo osukwini lokucina manje okwesibonelo uthi awu manje mana okomzuzu mfowethu Branham ngiyalazi ibandla ukuthi awu ngiyakwenza lami bona kodwa manje okwesibonelo pho aluba siya kubuyela emuva eTucson limini manje lamunye wethu ele wayeza kuhamba ngenkulu ikhadi lakhe entsha futhi zonke izihlalo zazenziwe ngesikhumba sedie isikhumba esibuthakathaka kulazo zonke sibuthakathaka futhi silula ukuhlala kuso futhi amapulanka aphansi ayekhanga isidarayiva sasihlotshiswe ngenikeli ilezi kopela zendayimana ndawo yonke futhi injini yayihlolwe ngemichina ukuba yiyo yona kanye injini futhi amavili aye wonke kwakulamabheringi futhi kugcotshwe igirisi futhi amavili ayevikelwe ukuba angapontshi lokudubuka futhi konke kuhloliwe ngokwezesayensi zikhutshwe lapho okulungiselwa khona zombili futhi zonke zombili zigcwaliswe ngephethulo lawo ngamandla okugijimisa iphethulo ngoba kuyo kukhona i-octane. Kodwa manje lapho uza kuzivusa ngoba zonke zifanana kodwa kulenye yazo engelanhlansi ingelamandla okulumathisa awu uthi amandla akuphethulo mfowethu Branham kodwa angilandaba ukuthi kulamandla angakanani phakathi kwephethulo ngaphandle kulenhlansi lapho ukubonakalisa lawo mandla ngaphandle kulamandla lapho ukuqinisa ukuthi leyo yiphethulo kungaba ngcono nje kube ngamanzi kuze kuthi akulandaba ukuthi izazi zenkolo zitsho okunganani ukuthi libekwe lihlelwe okunganani ibandla lakho ulemfundo enganani ulithanda kanganani iBhayibheli kuze kuthi lokho kuzunguzwa kwesithungo kuze kuthi umoya ongcwele abuye phezu kwalowo muntu ukuphilisa lelo lizwi iphethulo imela ilizwi kuliqiniso kodwa kungela moya ayingeke ihambe sigcizelela kakhulu phezu kokuhlela futhi kungela lutho ngamandla okuhambisa kudinga amandla okuhambisa kaNkulunkulu amandla okuvuka kukaJesu Kristu phezu kwebandla ukubonakalisa lokugcwalisa ukuthi lokhu yiphethulo kungaba segabheni lephethulo kungabe kulokhu kungamanzi bona kodwa ubufakazi bakho kuphela yilobu veka limpilo kukho futhi kuzafakaza loba yiphethulo kumbe hatshi futhi lapho uzama ukubeka umoya ongcwele enhlanganisweni yesonto uyafana nje lokuzama ungathola ukudubuka-dubuka uzawona injini yakho ngokuyenza igcwale ikhaboni kodwa oh ngiyathokoza kakhulu ukuthi kule nkulungwane ezilithumi zamandla e-okthani ilizwi likaNkulunkulu lo moya ongcwele ukulilumathisa futhi lokuvusa amandla kaNkulunkulu empilweni yendoda kumbe impilo yomfazi kumbe ebandleni lokho okuhambisa leyo khadi lakhe phansi emgaqweni ngalena ngaphansi kwamandla alamandla kamoya ongcwele aphendukayo futhi azunguzwa ebantwini ngosuku lwePentecosti umenza yena ofanayo izolo lamuhla la nini nini. Kwakulesithungo sokuqala esabuya sivela kubaprofeti bonke okwakuyindodana kaNkulunkulu, inkosi yabaprofeti bonke. Kwabakhona amabandla omlobokazi, omlobokazi, amabandla omlobokazi, omlobokazi. Kodwa kufanele kubuye oyedwa. Haleluya! Kufanele kubuye umlobokazi oqotho. Kumele kubuye oyedwa ongela kuphela uhlelo, kodwa amandla okuhambisa akho. Wenza ibandla lelo liphile, lihambe ngamandla okuvuka kwakhe. Size sibuye kuleyo ndawo, size sithole leyo ndawo. Kuncedani ukupolisha amavili, kuncedani ukwenza umsebenzi wokuthi uyintshintshe ukukhangeleka, kumbe umsebenzi wokuyipolisha lapho kungela amandla okuhambisa phakathi kwayo. Kungelani lokuthi ukuhlela kufakaza ukuba kuqondile. Kufanele kube lamandla okuhambisa ukukwenza kusebenze. Yikho lokho akufakazayo. Haleluya! Yikho lokho iPhasika eyakufakazayo. Wayengayisilo ilizwi kuphela, kodwa wayenguNkulunkulu ngokwakhe, amandla okuhambisa elizwini. Lokho kwenza umzimba kaJesu Kristu oqandayo, owomileyo futhi ufile engcwabeni, unyikinyeke ekuphileni futhi uvuke njalo futhi wagiqela khatshana ilitshe. Nginguye owayefile, wafa ilanga laze lathi ufile, inyanga yathi ufile, inkanyezi zathi ufile, imvelo yonke yathi ufile. Uthi manje umhlaba wonke kumele unanzelele ukuthi uyaphila njalo. Wayengayisilo hlelo kuphela ilizwi likaNkulunkulu, wayengamandla okuhambisa ukukufakaza. Futhi lapho yena engumyeni, umlobokazi ufanele aphume ngoba kuyingxenye yakhe, futhi kungaba kuphela ukubonakaliswa kuphela ngokugcwalisa kwezambulo zonke. Ngoba yibaphi abanye bonke abakhulume ngomlobokazi? Kungabonakalisa kuphela nxa usenza enye into ehlukene lokuvela kumyeni. Awusikho umlobokazi ngoba uyinyama yenyama yakhe, ithambo lethambo lakhe, impilo yempilo yakhe, amandla amandla akhe. Unguye njengendoda lomfazi bemunye, lomfazi ekhutshe ohlangothini lwakhe, wayethethe umoya, umoya wesifazane uvela kuye, inyama evela ohlangothini lwakhe yenza kokubili ukuhlelwa lamandla okuhambisa umfazi, umoya wakhe lenyama yakhe, futhi ukubeke ndawonye, futhi wenza ukuhlela lamandla okuhambisa kuze kuthi ibandla kumbe abantu yonke limvundla yePhasika, imikhosi, lamabandla amakhulu lokobunono obukhulu uzehluleka futhi kwedlule kuze kuthi lelo bandla libe konke amandla okuhambisa lokuhlelwa lo moya kaNkulunkulu owamhambisayo ukwenza izinto azenzayo. Nxa watshaya phezu kwamasilinda alitshumi lesithupha, uyakwenza njalo umlobokazi. Amen. Ngoba wathi kuJohane 14:12, lo okholwa kimi imisebenzi engiyenzayo laye uza kuyenza, ngizamnika ukubaselwa kwamandla ami okuhambisa kokwakhe ukuhlelwa lokho umhlaba ongasoze wenelise ukukumela, futhi ngizamvusa njalo ngosuku lokucina. Yiwo umbiko wePhasika, amandla okuhambisa lokuhlelwa ndawonye. Ukuhlelwa kungela amandla okuhambisa akusizi, njalo amandla okuhambisa kungela kuhlelwa. Ungaklabalala futhi umemeze futhi weqe phezulu laphansi konke ofuna ukukwenza, futhi uyale leli lizwi, akusoze kusize lutho. Uyakirenka nje amapistoni kulenhlansi lapho yokuvusa, kodwa akula phethulo okuvusa ngayo. Kuzasebenza kuphela lapho kusiza ndawonye. Amen. Ngakho elinye lizahlala lithule, elinye liyakhwela phezulu. Iyo into kuphela ekukho, kukanti konke kokubili kukhangeleka kufanana. Bobabili bazitsho ukuba ngamabandla, bobabili bazitsho ukuba ngumlobokazi, kodwa omunye ulokuhlelwa lamandla okuhambisa uyakwenza kugcwaliseke okwalokho akutshoyo ukuthi kuliqiniso. Akusoze kuhambe nje kungelandaba ukuthi ukuhlelwa kuhle okunganani, kuze kuthi amandla okuhambisa abuye. Lapho amandla okuhambisa ebuya, umlilo lo wenziwe ukuxhumana kanye le-okutheni kuphethulo. Futhi nxa lokho kudubuka kubangela ukutsha, lokutsha lokho kuyahambisa konke okuhambayo, ukuhamba konke, ngoba ungofanayo izolo, lamuhla, lanininini. Lokho yikuvuka, lawo ngamandla kaNkulunkulu aqotho, ukuhlela lamandla okuhambisa. Nanzelela, ungumoya ophilisayo, kuyinhlansi elumathisayo, akusiyo phethulo elumathisayo, inhlansi elumathisa iphethulo. Bona, lingeke lenze lutho ngaphandle kwami, kodwa ulami ungenza into yonke, njengoba eyilizwi. Ubaba ophilayo, ubaba ungithumile, ngakho lami ngiyalithuma, njengoba ubaba engilumathisile, futhi wangifuqela ezintweni zonke, ngiyenza lokho kuphela okuthokozisayo uNkulunkulu. Manje njengoba engithumile, ngakho ngiyalithuma lami lokuhlela okufanayo, futhi kuthatha amandla okuhambisa afanayo, ukukusebenzisa, futhi lezi izibonakaliso zizabalandela labo abatsho ukuba balokuhlela. Amandla okuhambisa azathatha indawo yawo. UPawuli wathi, ivangeli alizanga lithi ngelizwi kuphela, ngephethulo kuphela, kodwa ngenhlansi futhi ukulenza lihambe. Nankoke, leza kithi ngaleyo ndlela, umoya ofanayo, lo owamvusayo, owaphilisa ikholwa leqiniso, ukho ukuphila, okulaphakade. Anje khumbula, kungenzeka, anje khangela, lapho sesiphuma esikhathini sethu. Nanzelela, umoya ofanayo, manje, abaseRoma 8:1, manje kasibaleni lokho njalo, abaseRoma 8:1, futhi siza kubona ukuthi lokho kuchoni. Kulungile. Kuthi hachi, abaseRoma ngicho 8:11, ngiyaxolisa. KwabaseRoma 8:11, kodwa kuba nanto uhlupho, nanko ukubamba kwakhe. Kodwa nxa umoya walowo uNkulunkulu, umoya ongcwele, owavusa uJesu wabafileyo, ehlala kini. Manje nankoke, uba umoya omyeni ehlala kumlobokazi. Lapho uNkulunkulu esenza umyeni wakhe wokuqala, wenza umyeni kuqala, futhi waye yikho kabili indoda lomfazi emoyeni, wambumba othulini lomhlabathi ukumenza abambeke. Futhi nanzelela, lapho esenza u-Eva usuka ku-Adamu, akathathanga esinye isigaqa sodaka, wathatha esigaqeni esifanayo sodaka, ilizwi elifanayo, ngoba u-Adamu wayeyilizwi elikhulunyiweyo. Bona, wathatha kuye, futhi-ke wathatha wayelomoya wesilisa lowesifazane, futhi wasusa umoya wesifazane ku-Adamu, futhi wawubeka ku-Eva. Ngakho lokhu kuyingxenye yomoya ka-Adamu, yinyama ka-Adamu. Khona-ke, kwakungumoya ka-Adamu, amandla okuhambisa, aphilisa ukuhlelwa komzimba wakhe. Ngakho umlobokazi kumele laye abe inyama yakhe, nethambo lamathambo akhe. Khona-ke, linyama efayo izakuba inyama yakhe kanjani? Izangena kukho komzuzu. Bona, wenziwa njani na? Njani? Kuyini ukuguqula lokhu okukhulu? Nanzelela, manje uba umoya walowo uNkulunkulu owavusa uJesu kwabafileyo uhlala kini. Lowo owavusa uKristu kwabafileyo uza kuphilisa njalo imizimba yenu efayo ngomoya wakhe ohlala kini. Oh, minabo lowo omiselweyo ngaphambili, yebo, njengembewu ibekwe phezu komhlabathi, leyo eyayile mpilo kuyo, eziningi zazo zazifile, zaziyimbewu ebolileyo, amanzi lezinto wazichisa. Kodwa uyazi, kwakule mbewu eyayilele lapho ilungele impilo, uNkulunkulu wayekwazi ukuthi yayilele lapho. Manje labo abamiselwe ngaphambili ngabokuqala ukuphiliswa umoya ongcwele, ngoba umoya ongcwele uza ukuzothatha abakhe uqobo. Manje lokhu kujulile manje, futhi woba leqiniso ukukubamba kahle lokhu. Manje, njengelanga lithunywa emhlabeni wonke, hathi ukuletha amadwala, okwakungumhlabathi lo ekuphileni, kwakungasikho ukuletha umhlabathi wonke ekuphileni, kodwa ukuletha ingxenye yomhlabathi owawuvalelwe ekuphileni. akusimuntu wonke oza kwamukela uKristu. Oh hachi, kodwa labo uNkulunkulu abamisela ngaphambili ekuphileni bamumethwe ngumhlabathi womhlaba, nguye lowo abuya ukuzomphilisa. Kuyibo labo lokho manje umhlabathi lowo wawungahlala lapho elangeni, futhi uthi, oh leli langa elidala liyachisa kakhulu, lelo dwala lithi leli langa elidala liyachisa kakhulu, kodwa leyo ntanga encinyane yathi yikho lokho engikudingayo uthi iqala ukumila iphumela ekuphileni. Laphilisa leyo ngxenye yomhlabathi ngoba ilanga lathunyelwa kungeyisikho ukuphilisa idwala, kungeyisikho ukuphilisa umhlabathi, kodwa ukuphilisa impilo yentanga. Manje umoya ongcwele uyabuya manje. Yebo, wawungathunywanga. Kungani bonke abantu bengawamukeli? Wawungathunyelwanga kubo. Omunye umfo wangitshela, angikholwa, angilandaba lalokho ozakutsho, nxa ungavusa abafileyo, kumbe loba yini, futhi usilise abagulayo, futhi ukufakaze, loba ngayiphi indlela, ngilokhu ngingeke ngikukholwe. Ngathi ngeqiniso ungeke, ungongakholwayo, akutsho lutho kuwe. Wawungathunyelwanga ngitsho kuwe, uthunyelwe kulabo abazakholwa. Umbiko ungowokholwayo, kulabo ababhubhayo, kuyibula. Kodwa kulabo abakuKristu futhi beyingxenye yaleyo mbewu kuyimpilo. Indaba yami encinyane engalolongekanga ngomlimi ebeka iqanda ngaphansi, kumbe iqanda lengqungqulu ngaphansi kwesikhukhukazi. Bona leyo ngqungqulu encinyane yayi ngempela yayikhangeleka ingaqondakali isidalwa esincinyane, lapho lumlimi eseyenze leyo nto ayenzayo ukufaka leli qanda lengqungqulu ngaphansi kwesikhukhukazi lesi esidala, futhi wacacada inkukhu ekhangeleka ingaqedakali, futhi yayingaqedisiseki into encinyane, yayingakhangeleki njengabo. Insiba zakhe zazingafani lezabanye babo, futhi nje wayengaqedisiseki umfo omncinyane, futhi ezinye zonke inkukhu zamnanzelela engumfo ongaqedisisekiyo, futhi isikhukhukazi sahamba sibhoda. Wayengathandi ngitsho ukudla ayemdlisa khona, wayengakuthandi nje lokho kuqhwaya esilugwini. Yena wayengela lutho lokwenza ngakho, ngakho wamangala ukuthi kungani wayemele abe ngongaqedakaliyo ngalapho kungenani. Bona, futhi wayengakaze anambithe loba yini lokho, wadla nje okweneleyo ukumgcina ephila, ngoba kazange athande ukunambitheka kwakho. Bona, ngoba wayengasinkukhu kwasekuqaleni. Bona, futhi isikhukhukazi sasikekeza, futhi liyazi insuku zezimangaliso sezedlula. Akulanto enjalo joyina ibandla akuchayanga nje kahle ngomfo omncinyane, ngakho walandela isikhukhukazi. Waze kwathi olunye usuku umama wakhe ingqungqulu endala yayikwazi ukuthi yabekela amaqanda amanengi okunganani, futhi kwakuleli lodwa elalingekho wayekwazi ukuthi leyo ngqungqulu yayikwenye indawo. Ngakho waqalisa ukumzingela, futhi wazingela phezu kwesiqongo sentaba laphansi ezihotsheni laphezu kwezindawo zonke lapho ayengaba khona alesi sikhathi. Yena isikhathi sokuthi azalwe sokuyisikhathi sokuthi acacadwe. Wathi mhlawumbe iwabayi langena futhi ladobha iqanda lami, mhlawumbe ilingwe kangazi enye into yadobha iqanda lami, kodwa ngiyazi lelo qanda lisengqondweni yami. Ngile ndodana kwenye indawo, kumele ngimzingele. Kanjalo lo Nkulunkulu uyileyo ngqungqulu enkulu emicabangweni yakhe. Wayekwazi wayeza kuba lebandla, wayekwazi wayeza kuba labantu kungelandaba lokuthi kuyini okubafukameleyo, kungelandaba lokuthi bacacadwa ngaphansi kwani. Uyazingela, uzingela abangabakhe uqobo. Futhi ngolunye usuku indaba iyaqhubeka, ingqungqulu endala yaphapha phezu kwesiluku. Wayedinga ndawo zonke futhi wamfumana. Oh, okwalokho kuvuka ukunanzelela ukuthi wayengayisiyo inkukhu sibili phezu kwakho konke, wayeyingqungqulu. Futhi wayehlezi efundisiwe ukukhangela phansi edinga isibungu kumbe enye into esilugwini, kodwa wezwa ukumemeza okwathi khangela phezulu ngapha futhi wakhangela ngaphezu kwakhe futhi kwakulesidalwa esilempiko ezingamafidi alitshumi lane silamandla kakhulu ukwedlula inkukhu zonke ezazisesilugwini futhi wamutsho ukuba indodana yakhe wathi mama ngingafika njani kuwe wathi yeqa nje qala ukubhakuza impiko zakho ngoba uyinqunqulu bona wayesazi ukuthi wayele ndodana kwenye indawo kungelandaba lalokho akhuliswe kukho ule ndodana kwenye indawo futhi unkulunkulu uyazi haleluya ulebandla elimiselwe ngaphambili elagcotshwa ngaphambili wayesazi ukuthi ulamadodana lamadodakazi lomlobokazi ulindele kwenye indawo lapho umoya ongcwele eqala ukuphapha ngaphezu kwakho leso sithungo lokuzunguzwa oh ninabo kungofanayo izolo lamuhla lanini nini hathi indaba zenganekwane kodwa ubuqotho kungelandaba ukuthi bangaki abazama ukumtshela inqungqulu wayengazi ukuthi inqungqulu yini kukanti wayeyinqungqulu wayengasoze akuzwisise aze abone enye into eyayimfanekisa ayeyifanekisa ngizama ukutsho futhi lapho sibona hathi inhlanganiso yesonto hathi iPhD hathi LLD hathi umakhelwane omuhle kodwa indodana kaNkulunkulu ibunjwe emfanekisweni kaNkulunkulu kanye lamandla kaNkulunkulu okuhambisa ukuphendula isicelo salolu suku ukuthi ungofanayo izolo lamuhla lanini nini akula sikhukhukazi esiza kubamba uyazingela umama wakhe uyinqunqulu kwasekuqaleni uyananzelela inqunqulu eqotho iyananzelela ukubiza kwelizwi likaNkulunkulu ngani uyinqunqulu inqunqulu enqunqulwini ilizwi ngaphambi kokusekelwa ilizwi elizwini ilizwi limiselwe ngaphambili elizwini elibhalelwe okwehola uyananzelela indawo yakho uyayizingela lokhu-ke lumzimba wasemhlabeni uphilisiwe futhi ulethwe ngomoya kaNkulunkulu ophilisayo ekulaleleni elizwini likaNkulunkulu ngokuphangisa lapho efuna ukwazi ukuthi wayengafika njani lapho ukuba laye wayefundiswe ukuthi wayengeke akwenze lokho awungeke ufike ngaphezu kokwedlula ukweqa ongakwenza uyinkukhu bona kodwa linqunqulu yathi akunjalo awukhangelani inkukhu kungelani lokuthi inkukhu ziyini uyinqunqulu qalisa nje ukwelula lawo maphiko futhi uwajwayeze kancinyane qala ukuya phezulu ilizwi elizwini imisebenzi engiyenzayo lizayenza futhi lo okholwa kimi imisebenzi engiyenzayo uza kuyenza laye bona ngoba ngiyaphila uyaphila laye futhi nxa umoya owamvusa kwabafileyo uhlala kini uyaphilisa imizimba yenu efayo bona kuyini okwenzayo manje lalelani ukuze libe kwazi futhi leli phasika ngifuna litsho okunengi kini ukwedlula loba yiphi iphasika ehake yenzakala bona ngifuna ukuthi likubone siyakwazi lokho eyamenzela khona kodwa ngifuna ukuthi likubone hathi ukuthi lizayibona ilenzele okufanayo bona kuyini ekwenzayo na iyaphilisa umzimba ofayo lo mzimba ofayo esiphila kuwo iyawuphilisa ngamanye amazwi iyawuletha ekuphileni manje wena owake wahamba le ngidi enkulu emlonyeni wakho la yonke into kumbe inqumbi yegwayi lani linabafazi elake laba lenwele ezimfitshane zipendiwe futhi laqhubeka futhi ligqoka okabhudula lezinto ezinjengalezo khona ngasikhathi sinye enye into yamemeza futhi wakhangela phansi lapha futhi kwakuyilizwi bona laphilisa owakho wathi akusela bokaphudula kimi akusela tshwala kimi akusela kuqamba amanga futhi akusela kuntshontsha futhi akusela lokhu bona umoya owamvusa kwabafileyo uhlala kini uza kuletha njalo imizimba yenu efayo uthuli lomhlaba ekuzehliseni uyabona kuyini ekuzehliseni kwani na uKristu ubani uKristu na ilizwi hathi isayensi yenkolo kodwa ilizwi khona-ke utsho ukuthi lezi zinto oh ngicabanga ukuthi kulungile ukuthi abafazi bagqoke amabhulugwe lapho ilizwi lathi hathi bona liyakuphilisa kulokho bona uyasondezwa kukho bona kunguwe khona-ke kuba ingxenye yelizwi lilethe umzimba wakho hatshi awu uthi awu manje mangikutshele enye into umalusi wami angilandaba ukuthi umalusi wakho wathini yilokho ilizwi elikutshoyo nxa ufuna ukuba yinkukhu qhubeka laye kodwa nxa umalusi ekhuluma okwahlukileyo kule lizwi khona-ke akasuye mondli wengqungqulu ungumondli wezikhukhukazi bona hatshi owengqungqulu bona ingqungqulu idla ukudla kwengqungqulu bona kuyaphilisa ibhayibhili lathi kubi ukwenza lokho le ndoda lokunjalo lakho konke elikwenzayo akulunganga uthi insuku zezimangaliso sezedlula leli ibhayibhili lathi ungofanayo izolo lamuhla lanininini nxa besithi lokho yikufunda ingqondo futhi kuluhlobo lokufunda ingqondo lokhu kudalula layonke leyi imibono lezinto umbhedo bona bazinkukhu abazi ukuthi kuyini ukudla kwengqungqulu kodwa mfowethu lapho usizwa lokho kumemeza kulenye into kuwe uyingqungqulu kwasekuqaleni ngani uyileyo mbewu ukuvuka kwe-MDO DA NA esephezu kwayo lesithungo sokuzunguzwa phezu komhlaba ukukwenza uqaphele ukuthi uyingqungqulu futhi hatshi inkukhu yenhlanganiso yesonto uyakubona na ha nxa umoya owamvusa kwabafileyo ilizwi amandla okuhambisa elizwi ehlala kini uyaphilisa njalo umzimba wakho ofayo kanje ukuthi siba kanjani inyama yenyama yakhe lethambo lethambo lakhe ngoba ngokuphangisa lapho sisaseyizoni ezifayo abafayo silungele ukufa limizimba uyaphilisa lowo mzimba kuyini ukuphilisa ikuletha ekuphileni umoya ohake wathanda ukunatha ugijimagijima usenza ubufebe futhi lakho konke lokhu uphilisiwe ngani into yafa futhi uvusiwe uyaphilisa umzimba wakho ofayo ngakho-ke imizimba yenu lithempeli lamandla okuhambisa ngoba ngani kusukela ekuqaleni uyingxenye yokuhlela oh nanko ukuvuka kwakho nanto ibandla ekuvukeni kanye laye limizimba khona manje iphilisiwe bona wezwa wakholwa wakuguqula kusukela enhlanganisweni yesonto usiya elizwini bona amandla okuhambisa nxa kungabuya phezu kwamanzi uyadubuka nje insuku zezimangaliso sezedlula mpompompom oh ngiyalikholwa ibhayibhili mpompompom kodwa akula mpompompom bona kodwa lapho etshaya leyo nkulungwane ye-okutheni wrrr nango ehamba uyabona njani mina bo amandla okuhambisa ayatshaya lokho kodwa atshaya inkukhu akuncedi lutho kodwa lapho etshaya ingqungqulu iyaphuma amen amandla okuhambisa kanye lohlelo bona lokho engikutshoyo na lokho yikuthi nxa eyingqungqulu yeqiniso manje uzazwisisa mangiliqondisele umbhalo omncinyane lapha ngithemba asisekho efonini kodwa lokho esilapha uJohane ongcwele 5:24 uJesu wathi lo ozwa ilizwi lami futhi akholwe kuye ongithumileyo kulempilo engapheliyo manje khangela ngiyehla phansi esitaladeni futhi ngithathe lokho njengokuba lokho okuyikho kungela kuzwisisa kukamoya ngingakwenzi kutsho olunye ulutho kodwa ngitsho nje lokho elikutshoyo bona ibala eliqondileyo lapho ngesigriki ekuqaleni kwalo lithi lo ozwisisa ilizwi lami manje ukufakaza ukuthi kunjalo ngiyahamba phansi lapha futhi nansi isidakwa sibuya esitaladeni futhi nomunye umfazi wenye indoda engalweni zakhe futhi ethuka futhi ephatha ibizo likankulunkulu ngeze lokunye konke okunjengalokho uthi uzwile lokho lowo mtshumayeli akukhulumileyo uzwile na yebo ngikuzwile lokho akutsho ukuthi ulempilo elaphakade bona bona lo ozwisisa ilizwi lami lo oyingqungqulu manje mfowethu Branham ngifuna umbhalo odlula lokho kulungile izimvu zami zizwa ilizwi lami owemzini kazimlandeli njengendaba yomtshato lokwahlukana ngolunye usuku lapho umoya ongcwele engitshelile lokho ngabuya ngakutsho ngendlela nje angitshela ngayo elinye ikhosikazi elingumtshumayeli langipha amazwi ahlabayo engiphophothela kancinyane wathi ngithemba uthatha indawo kaNkulunkulu wathi hatshi mama wathi awu wabatshela ukuthi isono sabo sithethelelwe wathi ngaphi na wathi kuphela uNkulunkulu ulamandla bona omunye umfarisi bona wathi uyabona ukuthi ubekwazi ukuthi uJesu watshela uPetro labapostoli ngemva kokuba esele sambulo sokuthi wayengubani wamtshela wena unguKristu indodana kaNkulunkulu wathi ubusisiwe wena bona ndodana kaJonasi inyama legazi akuwambulelanga lokhu kodwa ubaba wami osezulwini ukwambulile khona phezu kwaleli dwala ngiza kulakha ibandla lami amasango esihogo akayi kulahlula lona futhi ngiyakupha izihluthulelo loba yini okubophayo emhlabeni ngiza kubopha ezulwini lokho okukhululayo emhlabeni yileso sambulo selizwi likaNkulunkulu lenziwe laba yinyama ngalali yinyama ngalolo suku ngendodana umyeni inyama lamuhla ngomlobokazi bona loba ngezikabani izono elizesulayo kubo zesuliwe loba ngezikabani izono elizibambayo kibo zibanjiwe manje ibandla lekatolika ladobha lokho futhi likuhambise kubapristi babo kodwa lokho ngokwenyama khangela kwakungokukamoya ilizwi elanduliweyo elakwenzayo yiso isizathu wabatshela ukuthi bahambe wayebhaphathiza ebizweni likababa indodana umoya ongcwele wayekwazi ukuthi babekwazi ukuthi wayengubani ikhuluma kumtshumayeli omncinyane ngolunye usuku wathi kimi wathi manje mfowethu Branham iphume phandle uthi ngajoyina ngaya ebandleni elithize thize ibandla lephentekostali lapho amaphentekostali manje aseqale ukuthatha isinkwa esiyindingilizi liyazi izwile ngalokho ngiyathemba ikhosha uNkulunkulu inyanga liyazi futhi bonke bakwamukela futhi bekuthatha lindoda yathi ibandla lakhe lakhe laya kuye wathi lokho engikubusisayo kubusisiwe manje akusikho lokho umpristi akuchoyo ulamandla okusiphendula sibe ngumzimba kaKristu bona okuyisithupha nje koyedwa lengxenye yedazeni komunye uyafana nje futhi wathi ngifuna ukukubuza enye into wayezama ukukhekheleza leyo ndaba yobhaphathizo ebizweni likaJesu ngoba leyi kwakuyindoda leyo eyayithe kwakungumphiki uKristu owayeyenze lokho wathi ucabanga ukuthi kuyadingeka sibili ukuba umuntu abhaphathizwe ebizweni likaJesu Kristu ngathi yebo mnumzana wathi emva kokuba esebhaphathizwe ebizweni likababa indodana lomoya ongcwele ngathi yebo mnumzana akakabhaphathizwa ngithola kancane bona akakabhaphathizwa ngithola kancane akulabizo leso isihloko ngathi akwamukelwa ngathi kungani uPetro wathi awu manje mangikutshele enye into wathi manje kumisebenzi 1049 wathi lapho uPetro esakhuluma lamazwi umoya ongcwele wehlela phezu kwabo kodwa ngathi waphenduka futhi wathi umuntu angenqabela amanzi ukuthi laba bengabhaphathizwa na wathi awu wena ubakhuluma ngalapho isikhatshana esidlulileyo ngemisebenzi 19 lapho uPauli wadabula ngasenhla komkhumbi olungaphezu kweEfeso wathola labo bafundi futhi wathi kungani wathi babe ngabhaphathizwanga ebizweni likababa indodana lomoya ongcwele wathi hathi babhaphathizwa ukho ukuphenduka hathi kukho ukwesulwa kwezono ukho ukuphenduka ngoba uJesu wayengakaziwa umhlatshelo wawungakabulawa wathi awu kungani kwakumele babhaphathizwe njalo na ngathi indoda eyayilezihluthulelo yakhuluma lokhu ngoba akwaziwe kini ukuthi akula elinye ibizo ngaphansi kwezulu elaphiwayo ebantwini elingasindiswa ngalo usindiso kuphela luhamba ngebizo likaJesu Kristu loba yini okwenzayo ngelizwi kumbe ngesenzo wenzeni konke ebizweni likaJesu Kristu akula elinye ibizo akula bandla akula zindawo zokubusa akula zihloko kumbe olunye ulutho kukanti yena uliluba lase Sharoni iluba lezihotsheni inkanyezi yokusa uAlpha uOmega isiqalo nesiphetho uJehova Jire Rafa uManasa konke lokhu uyizinto zonke lezi kodwa kukanti akulansindiso kuloba iziphi zalezo zihloko Jehova akulansindiso iluba lase Sharoni kukanti uyikho akulansindiso Baba ndodana kumbe moya ongcwele akulansindiso kuphela ibizo lika Jesu Kristu futhi ke iBhayibheli lacho ukuthi ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono kumele kufundiswe ebizweni lakhe uqalela eJerusalema lasemikhawulweni yomhlaba wathi uyacabanga ukuthi kwenza umehluko wathi mnumzana ngifuna ukukubuza enye into yena lami lomkami sasihlezi etafuleni wahamba wangibona wahamba ngathi Singama Arizona sobabili sihlala lapha futhi mina futhi siyayazi ikansili yethu lesigaba sethu lakho konke lo meya wethu ugavuna izinto zonke wathi yebo ngathi manje nga ngakutshela mfowethu ukuthi hamba ngalapha uthi uyesayinela ukudla kwethu ebizweni lika gavuna wesizwe seArizona ungahamba uyalisayina njengalokho na ucabanga ukuthi bangakwamukela etafuleni Ngani wathi angicabangi njalo wathi kungani uJesu ekutsho lokho ngathi lokhu yikho bona ngani ngani utshele ukuthi hamba uyesayinela lokhu kudla ebizweni lika gavuna wesizwe seArizona futhi thina sizakhamizi zaseArizona futhi sisazi ukuthi ugavuna ngubani ngani uzaba kwazi ukulisayina ebizweni lika semgodadi bona ngathi ngoba ungugavuna wesizwe akumelanga ngikubuze uyakwazi ukuthi ugavuna ngubani futhi lapho esithi baba ndodana lomoya ongcwele wayekwazi ukuthi babeza kuyabhaphathiza njani babekwazi ukuthi wayengubani izimvu zami ziyezwa ilizwi lami bona bona wathi oh ngiyabona kodwa manje into elandelayo uzakholwa bona lo ozwayo ilizwi lami futhi akholwe kuye ongithumileyo ulempilo engapheliyo futhi lapho limpilo entsha elaphakade ihlala kini kuyinto engasebenza lapho usuyamukelela umoya ongcwele manje lokho abakwenzayo ePentecost babe yihuhlelwa manje amandla okuhambisa ayefanele abuye basebekholiwe yazi abangane bethu abahle beBaptist bayasitshela lapho sikholwa bese utholile kodwa Babe ngelawo kuanti babe kholiwe imisebenzi 19 babe kholiwe kodwa babe ngelawo selamukele umoya ongcwele selokhu lakholwayo na bona babe lokuhlelwa kulungile ngoba abapostoli babe kumbe ngitsho uApolosi wayefundisa kibo futhi etshengisa ngeBhayibheli ukuhlelwa ukuthi uJesu wayenguKristu kodwa babe ngakabi lamandla okuhambisa bona yikho kulungile Selo kungachiwo ukuba selilaso isibambiso ukulindela manje lapho uthola amandla okuhambisa usuphilisiwe usuka kokufayo usiya kokungafiyo wenza umzimba wonke ubuye ngaphansi kwelizwi uza kwenza wenze ngokwahlukileyo ukhangele ngokwahlukileyo uphile ngokwahlukileyo uza kwenza nje wahluke manje khangela liphilisiwe lina elalifile esonweni Lase zimpambekweni, lase bumnyameni, uphilisile, ngani na, umoya wakhe, owavusa uJesu ngokusa kwePhasika kwabafileyo, futhi nga uhlala emizimbeni yenu efayo, manje khangela, uyaphilisa njalo, uletha ekuphileni, uwenza uzehlise elizwini, manje ungatsho njani, ukuba lalowo moya, futhi uziphosele khatshana lelizwi, uphilisiwe ngenye into. Ngoba uzaphilisa imizimba yenu efayo elizwini sibili uzakwenza awungeke ugijime ungelawo uzadubuka nje nga ungakholwa konke okwakho nga ulengxenye yephetulo lengxenye yamanzi awusoze uyendawo bona kumele uthathe amapercent alikhulu iphetulo nga ungasoze uzadubuka futhi kawulawo amandla bona Kodwa ngiyakukholwa lokho kodwa angikukholwa lokho mpom pom 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 awuyindawo kodwa oh nga uthatha ukugcwala makulumathe kulokho ilizwi lonke liqiniso khona ke nanzelela manje lapho sivala Nanzelela lokhu, nanzelelani, unjengentanga encinyane, encinyane, elele emhlabathini. Manje ngokungenzeka, uvusiwe, livusiwe, lapho lisemukela, umoya ongcwele kini, uvusiwe khona lapho, umzimba wakho, ufana lokuthi uvusiwe. Khangela intanga encinyane, ihlanyele emhlabathini, kumele inathe okuvela emthonjeni wakhe, amanzi athululeka phansi, kuthi lapho inatha, iyafuqela phambili kuye, isiba kakhulu njengomfanekiso wentanga, eyangena emhlabathini. Bona, ibandlaleza ngaleyo ndlela, ngokulungiswa, ukungcweliswa, ubhaphathizo lukamoya ongcwele, manje ekuhlumeni. Bona, umoya kaNkulunkulu weza, ngakulokho, futhi umoya womhlaba, uze ngomphiko uKristu, indlela efanayo, futhi manje usuhluma ngomanyano omkhulu wamabandla. Bona, into yonke, futhi umuntu ngamunye, uza ngaleyo ndlela, wonke kusebenza ngokufanayo, ngesilinganiso esifanayo sikaNkulunkulu, ngoba ungofanayo, izolo lamuhla, lanini nini. Nanzelela, endleleni yakho, ukhula, ekugcwaleni kokuvuka, ukhokhelwa ngumoya, njengelanga, ELA, NGA, idonsa leso silimo esincinyane, esinatha emthonjeni kaNkulunkulu, sigcina nje, bona, singathatha entweni eyodwa kuphela, ungathela amafutha phansi, kuleyo ntanga encinyane, isikhathi esisodwa, uyayibulala, kunjalo, ungathela amanzi awonakeleyo, amanzi amadala angalunganga angcolileyo, uyanqundisa ukukhula, asisoze sithele isithelo, kunjalo na, kodwa ungathela amanzi amahle, athambileyo ezulu. Amen. Kungela mithi enziwe ngumuntu kukho. Kuyekele nje kubuye kuvela phezulu ezulwini. Futhi khangela leso silimo esincinyane. Akula manzi. Azakhulisa lokho njengamanzi lawo ezulu. Uyafaka ichloride lezinto kukho njengalokhu elizama ukusinathisa khona. Futhi into yokuqala uyazi uyabulala isilimo. Yilo uhlupho lamuhla. Bayazama ukubapha amanzi emthonjeni wenhlanganiso yesonto. Futhi, uyavimbela ukukhula, bona, kodwa makabele, koza lapho amathonsi amazolo, esihawu akhanya khona. Kazimula ngakimi imini lobusuku, uJesu ukukhanya komhlaba. Khona-ke, usukutholile, leso sikhathi, sizahamba ekukhanyeni, lokho kukhanya okuhle. Kubuya lapho amathonsi amazolo, esihawu akhanya khona. Kazimula njengakimi, susa limithombo. Enziwe ngumuntu, khatshana lami, akula omunye umthombo engiwaziyo, akula kuphela igazi likaJesu, yiwo kuphela umthombo engifuna ukuba wazi. Makuthi ilizwi lihlale kimi Nkosi, lithelezele ngomoya wakho. Nanzelela, manje, ngalo umoya, owavusa uJesu engcwabeni, uhlala kini, usuvele usulempilo, ukhokhelwa ngumoya, ukuphilisa ilizwi kuwe. Ukulikholwa, into encinyane, iqhubeka ifuqela phezulu, lapho ikhula. Nanzelela, ePentekosti, imizimba yabo, yaphiliswa empilweni entsha, khangela iqhuku lamagwala, amancinyane, ngabe ngilibamba okwesikhathi eside na, khangelani, ngisanda kukhudumala nje, yikho, yizwa kahle, oh, minabo. Nanzelela, babe ngamagwala, nanzelela, kodwa babe lokuhlelwa, bona. Kodwa bonke babehlezi emuva phakathi lapho besithi, oh, ngiyabesaba. Oh, ngiyesaba ukuphuma futhi ngenze ubufakazi. Ngoba, oh, bonke bona obishopi abakhulu lezinto phandle lapho. Oh, ngiyesaba ukukwenza. Bona abapriesti lezinto. Ngiyesaba ukwenza lobo ubufakazi. Ngiyesaba ngizatho ukuthi ngakholwa kuye. Oh, angeke nje ngikwenze lokho. Uyabona. Kodwa kungananzelelwe. Amandla okuhambisa abuya. Yebo, futhi kuyini akwenzayo? Agcwalisa kuphela umoya wabo ingaphakathi. Kodwa aphilisa ukuhlelwa kwabo. Imizimba yabo yaphiliswa. Babe ngaseyiwo amagwala futhi baya khona ebusweni babantu. Yebo mnumzana, nina madoda aseJudiya futhi lani elihlala eJerusalema, lapho engakabuyi amandla okuhambisa, kwakuyikuhlelwa nje. Bona. Lina madoda elihlala eJerusalema, makwazeke lokhu kini, futhi zwanini amazwi ami, laba ngabadakwanga njengelikucabangayo. Ngingomunye wabo, lokhu yilokho, ngizalitshengisa lokho okuyikho, kungumbhalo. Lokhu yilokho, futhi ngihlala ngisithi, uba lokhu kungayisikho lokho, mangigcine lokhu, loko uze kubuye. Hachi, loko yiloko, okwakhulunywa ngumprofeti uJoweli, futhi kuzakuthi enziwini zokugcina, utsho uNkulunkulu, izathulula umoya wami phezu kwenyama yonke, bona, amandla okuhambisa angena ngokuhleliweyo. Babe ngasesabi futhi. Abanye benu bantu, elesaba ukuthi omunye umfazi uzalihleka ngokuba lenwele ezinde, kumbe uyekele ukuzipenda. Abanye benu, madoda, abesabayo ukuthi inhlanganiso yenu izaliphosela phandle. Lapho ubhaphathiza ibandla lakho ngokubhaphathiza kombhalo, kumele uzivalele endlini yaphezulu, woze kuthi amandla okuhambisa abuye, kunjalo. Wabaguqula, wabaphilisa, wabenza behluka. Babe ngabantu abaguqukileyo kusukela lapho kusiya, abaphilisa kusukela empilweni endala yokuba ligwala kusiya njengesilwane sesizwe sakoJuda. Ngempela bakhangelana lokubulawelwa ukholo, babethelwa eziphambanweni, babethelwa begonqonyisiwe, batshiswa, baphoselwa ebhalwini lwezilwane, kungasela bugwala ngabo. Ukufa kwakungasela kunqoba phezu kwabo lakancinyane. Amandla okuhambisa ayephakathi wokuhlelwa. Yebo mnumzana, aphilisa umzimba wabo ofayo. Manje lalelani, nansi enye into okobufakazi. Abaphilisa ngendlela yokuthi yazi ukuthini, baphakanyiselwa phezulu ezindaweni zasezulwini. Le mizimba yabo efayo yaphiliswa kwaze kwathi ulimi lwabo lwaguquka. Kwathi kuphela aphilisa ulimi lwabo. Yikho lokho iBhayibheli elakutshoyo, futhi imizimba yabo efayo iphilisiwe. Ulimi lwabo lwaphiliswa, imicabango yabo yaphiliswa, imimoya yabo yaphiliswa, impilo yabo yaphiliswa, babephilisiwe. Ngakho bonke bazama ukukhuluma, futhi babengasenelisi ukukhuluma futhi noba yiluphi ulimi lwabantu. Babephiliswa kangako ebukhoneni bukaNkulunkulu, baze bakhuluma ngolimi olutsha, ulimi lwasezulwini. Ngamandla bani aphilisayo? Nxa umoya owavusa uJesu wabafileyo uhlala kini. Oh, haleluya! Uzaphilisa imizimba yenu efayo, uzalenza lenze izinto elalingakaze lizenze kuqala. Babegcwele amandla aphilisayo. Khona-ke, bona, umzimba wakho awusekho ngaphansi kwesono njalo futhi, wena, izifiso zakho, wathi phuma phandle lapha, wena uthi, vala umlomo wakho. Oh, sile mkulu, vala umlomo wakho, inabo, uyingqungqulu, selake labona ukuthi ihamba okukhululeke kanjani, ingqungqulu endala na, ngayeqayeqi, njengelinqe, bona, kukho konke okufileyo, nesidumbu senyamazana, silele emhlabathini, hatshi mnumzana. Uhamba ngokuziqhenya, vala umlomo wakho. Oh, nanku ukudla okuhle lapha, akusikho kwami. Bona, izifiso zami ziguqukile, ukukhwabitha kwami kwahlukile, ngoba umuntu akayikuphila emhlabeni ngezidumbu zenyamazana kuphela, kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Ingqungqulu eqotho ephilisiweyo iphila ngalokho. Amen. Oh, futhi wavusa uKristu engcwabeni, ehlala kuwe, usephilise umzimba wakho ofayo, ebukhoneni bakhe. Uyakunanzelela, awusengumadla konke konke, uyingqungqulu. Ngawufuni izinto zomhlaba, uyindodana lendodakazi kaNkulunkulu, udla emthonjeni lo umhlaba ongazi lutho ngawo, uyawunatha. Omunye umuntu uyakwazi umhlaba kawazi lutho ngawo, udla imana efihliweyo, leyo umhlaba ongazange wazi ngitsho ulutho ngawo, ngoba uyingqungqulu, uphilisiwe. Lapho ongenelisa ukufika kuyo, awungeke ufike kuyo phansi lapha, kumele ufike phezulu lapha, kumele uphiliswe, uphakanyiselwe phezulu lapho, ukuze iphilise. Kuyini abakwenzayo? Bakhuluma ngolunye ulimi. IBhayibheli lathi bakwenza, bakhuluma ngolimi lonke phansi kwezulu. Ungakucabanga lokho, yona imizimba emidala efayo, ephakathi lapho, uthi, awu, kangikwazi manje, ukuba ngingakukholwa lokhu kumbe hatshi. Bonke ngasikhathi sinye, baphiliswa sibili, kwaze kwathi, isibindi sesilwane, sesizwe sakoJuda, sawela phakathi kwabo, ngaphezu kwaleso sithungo sokuzunguzwa. Oh, leyo ngqungqulu, yeza ukuzobiza abangabayo, futhi, abathandanga impilo zabo, kwaze kwaba sekufeni. Amen. Futhi kuzakuba labanengi abazanikeza igazi lempilo yabo. ngenxa yaleli vangeli likamoya ongcwele futhi lesikhukhula salo esibomvu futhi indodana kumele yambulwe njalo kumlobokazi ngosuku lokucina amandla aphilisayo kumele abuye abaphilise baphume kulezi inhlanganiso zamasonto lezivumakholo besiya elizwini eliphilayo likaNkulunkulu ophilayo. Oh hachi abaphilisela empilweni entsha wenza into efanayo kithi manje. Nanzelela khona ke babephilisiwe kangako kulawo mandla aphilisayo. Manje ngiya lalelisisani manje ngizama ukulitshengisa amandla aphilisayo ayengekho kuphela emiphefumulweni yabo kodwa ayendawo zonke phezu kwabo. Ah, kungayisiwo mandla okuhambisa kuphela angenayo ukuphilisa kodwa aphilisa ukuhlelwa. Yabona lokho engiwutshoyo waphiliswa kangako kwaze kwathi indimi zabo zaqala ukukhuluma ngolunye ulimi. Waphiliswa kangako ngamandla okuvuka kukaKristu kwaze babeka izandla zabo. Babephiliswe kangako ngamandla aphilisayo kwaze kwathi lapho bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo basila. Waphilisa umzimba wakho ofayo basiliswa ngokubeka izandla zabo futhi umoya waphilisa ubudlelwano babo ndawonye loNkulunkulu waze baphiliswa ebukhoneni bukaNkulunkulu waze kwathi lapho umuntu esifa futhi umphefumulo wabo ususukile wambizela ekuphileni njalo. Amen. Dumo manje ngizwa ngikholekile kunjalo ephilisiwe ukuvuka kwakhe kwakungayisikho kwakhe yedwa kodwa loba ngubani othandayo kulimbewu emiselwe ngaphambili elele lapho ukuphilisa kuphilisa umzimba ofayo. Babeka izandla phezu kwabagulayo basila bakhuleka emoyeni babona umbono babiza abafileyo baphenduka empilweni kunjalo waphilisa umzimba wabo ofayo. Nxa ubuya phakathi kwakho nxa kungaba njalo manje ungatsho ukuthi kunjalo kodwa nxa kungaba yikho izibonakaliso lezo ziyalandela lokho uyabona uyaphilisa umzimba wakho ofayo uza kukuphilisa. Manje nanzelela ukuphilisa ebukhoneni bukaNkulunkulu kungani kwakungumoya kaNkulunkulu owavusa uJesu engcwabeni futhi umoya kaNkulunkulu yabapha impilo elaphakade kuvela ebaleni lesiGriki nxa lingalikhangela zoyi lokho okukuhambisayo phakathi kwakho futhi ke kuphilise eyabo lengqondo yabo. Manje khangela ungatsho kanjani ukuthi lowo moya uhlala kuwe loba wenze konke lokho owakucabanga ukuthi kuqondile. Nampu ubufakazi bakho loba ulawo kumbe hatshi. Nxa umoya owakukristu ukuwe uyakuphilisa njalo elizwini ngoba uyilizwi futhi nxa wona uphambana uyakususa elizwini khona ke akusiwo moya kaKristu ndaba lalokho okwenzileyo ngoze kuthi lokho kukuhambise elizwini. Izimvu zami ziyalizwa ilizwi lami futhi bazaphila ngalo lonke ilizwi lonke ilizwi. Ngangikhuluma ngakho ngolunye usuku umama wami uQobo sewahamba manje futhi wayengumfazi ongaqedisisekiyo futhi uyakwazi hose ingxenye yomIndia futhi wayengaqedisiseki kodwa phakathi lapho wayengumuntu ongaphuphiyo kodwa akangicabangi wayelamaphupho amane kumbe amahlanu kuphela impilo yakhe yonke kodwa isikhathi sonke ephupha iphupho kwakuliqiniso waba lephupho kwakuliqiniso. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi lapho ngiqala ukuthumayela iminyaka eminingi edluleyo sasihlala khona phezulu lapha emgwaqweni khona nje phezulu lapha ngangithumayela khona lapha ebandleni leli futhi waphupha iphupho ukuthi ngangimile lapha eceleni kwamasitebhisi amathathu futhi ngangimile ngithumayela ebantwini bonke ukuthi bamele bahambe phezu kwamasitebhisi lawo amathathu ngaphambi kokutshaya umgwaqo omkhulu futhi emgwaqweni omkhulu umzila omncinyani ongathi ufana lokunjengeparela ugijima ungena eminyango yezulwini esangweni leparela futhi lelo parela lalidonselwe phandle phezu kwalawo amasitebhisi nxa lowo kungayisiwo mbiko wami khona kanye lamuhla ukulungisiswa ukungcweliswa ubhaphathizo lukamoya ongcwele futhi ngangisithi ukuthi umuntu umele ukubuya ngalawa amasitebhisi amathathu ukwenelisa ukuhamba lowo mgwaqo omkhulu futhi wakhuluma ukuthi kwakulenkosikazi elabuyayo Manje niyazi lihlobo bani lwezicathulo. Abantu ababe zigqoka iminyaka engamachumi amathathu lanhlanu edluleyo. Kwakulekhosikazi elabuyayo. Laligqoke ipheya elikhulu. Njengabazigqokayo lamuhla. Izicathulo. Ezilesithende. Ezilensimbi ecijileyo. Futhi wabuya. Futhi ngathi. Mana umzuzu. Dadewethu. Awungeke uhambe lowo mgwaqo omkhulu ulalokho. Futhi ngathi. Awungeke ukwenze lokho. Futhi wathi. Wathi, wathalaza, abanye bonke abafazi, wathi, lingamkholwa, umuntu ohlanyayo, bona, lingamkholwa, ngizalitshengisa ukuthi, ngingalungisiswa, ngingcweliswe, futhi ngigcwaliswe ngumoya ongcwele, futhi ngihambe, lokho loba kunjalo, futhi yena, ngamchiya nje ehamba, kwakungekho okunye, engangingakwenza ngakho, ngangingeke, ngimenqabele, futhi weqela emgwaqweni omkhulu, futhi wakhangela emuva kudade, wathi, bona, ngilitshelile, waqala ukugijima esenyuka, futhi wa, liyazi njengebhayibhili lacho, u-Isaya isahluko 5, ukuthi, baza kuba lentamo ezeluliweyo, kufanele babe njalo, bakhothamele phambili, bona, bezibhinqa, njenge, kufanele babe njalo, kufanele bazitshile, bezibhinqa, lapho behamba, bekhenqeza, ngezithende zabo, bona, amadodakazi eZiyoni, ngosuku lokugcina. Futhi waqala ukwenyuka lowo mgwaqo omkhulu, egijima ngamandla onke, futhi ngemva kwesikhathi indlela yancipha lokuncipha, waqalisa ukudiyazela, ebhincika, njengalokho futhi esiwa. Futhi umama wathi, ukuklabalala okubi, engake ngakuzwa empilweni yami, kwakungumfazi lo, ewela, kulawo, malangabi lentuthu, esiya phansi, phansi njengalokho, wathi, achibilika futhi ngathi, bona, walalela nje yonke into, ngaphandle kwelizwi elilodwa, bona, yonke into, kodwa ilizwi elilodwa, sibili, abafazi bamaPentecostali, bangasindiswa, bangangcweliswa, futhi bagcwaliswe ngomoya ongcwele, futhi ke behluleke impela. Umuntu kayikuphila ngesinkwa kuphela, kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma, bona, bona, futhi wakwahluleka, futhi njengoba ngitshilo, bona, waye ngaqhubeka angene kulungile, kodwa bona, wehluleka ukulalela, ngimtshela lokho okwakuphambili. Futhi ubhale ivangeli ngabafundi, abapostoli, futhi imfundiso yabapostoli, labaprofeti, lokunjalo, futhi kabalaleli, manje nanzelela, lawa amandla aphilisayo, zoi, ukuletha ilizwi, ingqondo eyayikuKristu, yayikini, khonake, ngizama ukulitshengisa ukuthi, lina lapho livuka, lapho uNkulunkulu evusa uJesu kwabafileyo, walivusa lani. Futhi njalo, wakuphilisela, ekuphileni, kanye laye, manje, usuphiliselwe ekuphileni, lanxa ngaleso sikhathi, wawuyisifanekiso, emcabangweni wakhe, kodwa uNkulunkulu, wayebone konke kuye, ekugcineni, bona, lapho uNkulunkulu, ekhangela phansi, phezu komzimba, umoya wamchiya, esivandeni, seGetsemane, kwakumele afe engumuntu, khumbulani bangani, wayengadingi ukuba akwenze lokho, wayenguNkulunkulu, uNkulunkulu wagcoba, leyo nyama, okwakuyinyama yomuntu, futhi akazange, nxa wayengabe wenyuka lapho, njengoNkulunkulu, wayengeke afe lolo hlobo lokufa, awungeke ubulale uNkulunkulu, kodwa akadinganga ukuba akwenze lokho. Kodwa khumbula, wahamba lapho, lawe, ukuye, bona, uNkulunkulu, wayengakehlukanisi, umlobokazi kumyeni, lamanje. Ngakho lapho uNkulunkulu ekhangela phansi, phezu komzimba kaKristu, wabona kokubili owesilisa lowesifazana, wahlengwa konke kulowo mzimba owodwa, bona, bamunye, bayafana, ilizwi elifanayo. Ilizwi elifanayo elakhuluma ngomyeni, likhuluma ngomlobokazi. Awu, umlobokazi angabuya kanjani futhi ehluleke ukubonakalisa yonke into eyathenjiswayo ngaye? Futhi umyeni, weza, futhi engeke abe ngumlobokazi na? Kodwa lapho esenza into yonke, langokufakaza, ngokuzivusa kwabafileyo, emva kwakho. Khonake, awufanelanga na umlobokazi ukwenza into efanayo, ukuba khona kanye. Lokho ilizwi elakuchoyo ukuthi uza kuba njalo kulezi insuku zokucina na, akumelanga aphenduke ngomalaki 4 na, akamelanga ukubonakaliswa njengalokho okwakuyikho ensukwini zaseSodoma na, umhlaba awufanelanga ukuba yilokho oyikho khona na, izinto lezi azisizo sitshengiselo esipheleleyo selizwi likaNkulunkulu lazisiwe kithi. Awu, bangani, ngiyazi ngiligcina isikhathi eside. Imizuzu elithumi lanhlanu kusiba ikudla kwemini. Kodwa mhlawumbe ngiza kube sengiqedile ngaleso sikhathi. Kodwa nanzelela, khangela lapha, kuyinto ephelele okunganani. Angikwazi ukuthi ngiza kulibona nini njalo. Bona. Khangela, nanzelela lokhu. Kodwa uNkulunkulu wabona ngaphambili umlobokazi ekumyeni. Haleluya! Bona, ukusindisa umkakhe njengo-Adamu kwakufanele ahambe laye. U-Adamu wayesazi lokho ayekwenza. U-Eva wayengazi lokho ayekwenza. Kodwa u-Adamu waphuma lomkakhe. Bona, futhi uJesu wathatha indawo yomkakhe futhi waba yisono ngenxa yakhe. Khumbula, waba nguwe wamela isijeziso sakho ukuze ume endaweni yakhe. Wema endaweni yakho ukuze ume endaweni yakhe. Luthando bani, ibudlelwano bani, singakulandula kanjani, singenzani ngaphandle kokumthanda mngane. Ngingahlala kukho okwamahola, kodwa asiyeni phambili kancinyane. Njengesenzakalo sePentecost lamuhla lokubuya kukamoya ongcwele kulezi insuku zokucina, njengokwathenjiswayo unjengencwadi yobufakazi betayiteli yobunini. Bona, manje ungathola itayiteli sibili. Bona, ungathola itayiteli yendawo. Kodwa lokho kulokhu kungatsho ukuthi ngeyakho. Hathi mnumzana, omunye umuntu emuva le angangena futhi atsho ukuthi ngeyakhe. Kodwa lapho uthola incwadi eyibufakazi, lokho kutshengisa ukuthi into yonke engaba imelana lakho isusiwe kusukela emuva esisekelweni. Kunjalo na, futhi nxa umuntu esetshilo ukuthi uyakholwa ilizwi, futhi lapho umoya ongcwele usiza, kuyibufakazi betayiteli, futhi lokho kukunika imvumo lapho kulalobo bufakazi ukuthi konke okuncinyane kwakho kungokwakho, lento yonke okukulo ngokwakho. Amen. Futhi lokho kusinika ubufakazi lapho umoya ongcwele esiza phezu kwaleyo tayiteli yobunini uNkulunkulu ayibona emuva le ngaphambi kokusekelwa komhlaba, futhi walibeka ibizo ebhukwini lokuphila. Kodwa wazalwa ngendoda lowesifazane futhi kungaphansi kwesono, futhi elecala lesono. Kodwa lapho ngikholwa kukho, ngiyamukela incwadi yobunini. Kodwa lapho umoya ongcwele esiza, kwakuyibufakazi bokuthi into yonke emelana lami, loba umama wami wakwenza, ubaba wami wakwenza, ugogo wami wakwenza, njengomncinyane umntwana olezithuthwane engimkhulekeleyo imizuzu emilutshwana edluleyo, owabuya ngakwabomkhulu, isithuthwane sawela phansi futhi phezu komntwana ngathi. Kodwa lapho incwadi yobufakazi isibuyile, Yesu la yasusa izinto zonke. Ngingumphathi wencwadi yobufakazi. Amen. Futhi ngeqiniso, njengomoya owavusa uKristu kwabafileyo, ngilencwadi yobufakazi ukuthi ngiyingxenye yalowo mzimba kanye lobufakazi bukamoya ongcwele usenza lowo mzimba welizwi uphile khona kanye njengalokho okwakwenzayo kuye, njengoba wathembisa ngosuku lokucina. Ubufakazi bencwadi, izono zami zonke zesulwe, izono zakho zonke zesulwe ngegazi likaJesu Kristu, futhi umoya ongcwele ubuyile njengobufakazi betayitela yobunini leyo uNkulunkulu angipha ngomusa olwazi lwangaphambili. Oh, minabo, kuyini elikwesabayo? Akumangalisi wathi, ngingesabi, nginguye owayefile futhi ngiyaphila njalo, futhi ngiyaphila kuze kube nini nini, futhi ngilezihluthulelo zokufa lesihogo. Ungakhathazeki ngolutho, lokufa akusoze kulilimaze. Nanzelela kuhle, kasihambeni khona ngokuphangisa manje. Ubufakazi bencwadi yetayitela, isikwelede siqediwe, into yonke emelana lakho yesulwe. Ha ha ha, dumo, ngingenza njengelema. Kodwa ngizwa kahle, nanzelela, bona. Oh, ubufakazi bencwadi yetayitela, uyananzelela ukuthi lokho kutshoni? Uyananzelela ukuthi lokho kutshoni, mfowethu? Akulalutho olungakususa kuwe. Amen. Ngingumphathi. Amen. Yintoba, yincwadi bani yetayitela? Sengibhadelwe manje kunzuzo yami yokufa kwakhe, ukungcwatshwa nokuvuka. Waba yimi ukuze ngibe nguye, manje waba yisoni ukuze ngibe indodana. Amen. Futhi ngiphethe ubufakazi betayitela ngoba lezi zibonakaliso zizabalandela labo abakholwayo. Bona ubufakazi bethayithela manje ngokuphanyisa singakayi sisale imizuzu engaba lithumi. Ngasinanzeleleni manje ngokuphanyisa ukuphiliswa kukamoya. Ngizalitshengisa ezinye izibonakaliso ukuze lizwisise. Khangela manje, khangela ukuthi kuyini lawa mandla aphilisayo. Bekuyisifundo sami emva kokuba indodana isivukile. Khangela ukuthi kwenza njani kubo ePentecost lokho okwakwenzayo kibo, lokho amandla aphilisayo akwenzayo kubo abaphilisa. Manje ngasinanzeleleni lokho okwakwenzayo kuStefani. UStefani wayegcwele amandla aphilisayo. Kwakungenjalo na? Bona, wayegcwele amandla aphilisayo. Akumenzanga esabe. Wathi, lina bontamo lukhuni labangasokwanga enhlizweni lezindlebeni, lihlala lisala umoya ongcwele njengalokho obaba benu abakwenzayo. Lani liyakwenza? Nguphi wabaprofethi owatshengisa ukubuya kwalo olungileyo abazange bamkhande obaba benu? Oh, minabo kwenze enye into kuye sibili. Wayegcwele amandla aphilisayo. Futhi bathi, siza umsusa lo mfo. Futhi lapho esifa bamkhanda ngamatshe, futhi ikhanda lakhe elincinyane elihawulayo amatshe elichaya njengalokho. Wakhangela phezulu futhi wathi, ngibona amazulu evulekile. Amandla aphilisayo ayesebenza. Ngibona amazulu evulekile, lo Jesu emile esandleni sokunene sikaNkulunkulu. Yikho lokho amandla aphilisayo akwenzela uStefani. Nanzelela, omunye umfo wayelamandla lawo aphilisayo. Ibizo lakhe lalinguFiliphu. Wayegcwele sibili ngamandla aphilisayo. Wayesiba lomhlangano omkhulu sibili phansi eSamariya odeveli. Babekhutshwa, abantu babebhabhathizwa ebizweni likaJesu Kristu. Babesiba lomhlangano oqotho, futhi umoya wakhuluma kuye. Oh, amandla okuhambisa ehla phansi futhi athi, thiya limvuselelo. Kodwa abatshumayeli baza kuthini na? Akwenzi loba yuphi umehluko lokho abakutshoyo. Bona, wayegcwele amandla aphilisayo, wayenephethulo futhi amandla okuhambisa ayesehlela phezu kwakhe. Wathi, hamba phandle enhlane. Futhi wathola umthenwa lapho, futhi wambhabhathiza ebizweni likaJesu Kristu, umuntu oyedwa owahambisa umbiko phansi e-Ethiopia. Unjalo na? Futhi walalela uNkulunkulu. Ekulaleleni uNkulunkulu, nxa ungakaze ubhabhathizwe ebizweni likaJesu Kristu, kwenze. Futhi khangela amandla aphilisayo ekuphakamisa ke. Bona, lapho uStefani esenza into enkulu, kumbe hathi uStefani kodwa uFiliphu wenza into enkulu ukuthiya leyo mvuselelo enkulu, futhi alalele imilayo kaNkulunkulu lapho esegcwalisile ngokugcwalisa ngokubhabhathiza lumthenwa ngokulalela uNkulunkulu. Wayegcwele amandla aphilisayo aze amhlwitha, azaphilisa umzimba wakho ofayo nxa lumoya owavusa uJesu kwabafileyo. Aphilisa uFiliphu waze wangabonwa mhlawumbe okwamamayila alikhulu lamatshumi amahlanu ngakwenye indawo ethile kwelinye ilizwe. Aphilisa umzimba wakhe ofayo. Wakwenza njani na? Wayegcwele amandla aphilisayo. Oh, bandla likaNkulunkulu ophilayo, asingeke sime lapha kulawa amadamu ethukela esimunya kuwo ngalapha lamuhla. Sifanele sibe sisuthi futhi sikhulekile ngokweneleyo ngamandla aphilisayo kuze kube yikuphiliswa kukamoya ongcwele. Kufanele sihlwithwe ngolunye usuku kulokho kuhlwithwa khonale. Yebo mnumzana, ameni. Oh, minabo uxolo ngaleso sitho. Bengicabanga ngomama oyenza lawo masaka amancinyane esasivame ukuwenza ukwenzela ingane. Abanye benu bomama abadala liyakukhumbula, ingane encane iqala ukuklabalala, uthathe inhlamvu zekhofi lethukela ukugoqele esakeni futhi limenze amunye kikho ukumlolozela nje. Akulamandla kulokho, kuzambulala. Bona, leyo yikhafeni endala phakathi lapho. Lezinto ukutapila kancinyane ukumenza akuginye yikufaka ikhafeni kuye. Sesidiniwe ngezinto ezinjengalezo. Buyela lizingqungqulu, buyelani elizwini likaNkulunkulu. Obani bakhulu, akulalutho olungalimaza imizwa yenu. Ngakho ke ikhululekile kukho konke ukuhlambaza komuntu loba ngubani okhuluma emelana lawe. Lokho nje kuletha uthando oluneni. Ameni. futhi amandla aphilisayo uhlithwelwe emazulwini usiya emazulwini ingqungqulu ephapha ingaphezu kwenkukhu khonale phezulu endaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Oh, aye kuFilipu lokho kwamphilisa wamhlwitha. Ngasithatheni omunye umuntu, wakulomuntu obizwa ngu-Inoki, manje wayehambe lalo lonke ilizwi likaNkulunkulu hose okweminyaka engamakhulu amahlanu. Wayelobufakazi ukuthi angikaze ngehluleke elizwini lakhe. Wagcwala kangako ngamandla aphilisayo lapho amandla okuhambisa emtshaya phezu kwalezo nhlelo. Kadinganga ngitsho ukuthi afe, waya nje ekhaya, waqalisa ukuhamba, waye kangako njengoFilipu, wayegcwele kangako ngamandla aphilisayo. Kulokuhamba eGaza, kulokuhamba kwenye indawo, lapho abamthola khona enkunjini zangasenhla lapho, kula leyo ndlela, wahamba nje, oh wathi, ngiyindoda endala kungenani, ngithole amandla aphilisayo kangako, ngizahamba nje ngiphume emhlabeni. Yiwo amandla aphilisayo, afanayo, esilawo khona manje, bona azaphilisa umzimba wenu ofayo, akunjalo na, ngamandla aphilisayo. U-Inoki nalobo bufakazi obupheleleyo ukuthi into yonke uNkulunkulu angitshela yona ukuyenza ngayenza, into yonke engayibonayo athi ngiyenze ngiwenzile, futhi wagcwala kangako ngamandla okuhambisa kumbe ukuhlelwa, kwaze kwathi lapho amandla aphilisayo emtshaya ukuhlelwa amphakamisela khona phezulu, waphuma emhlabeni esiya ezulwini. Manje nanzelela u-Elija, emva khangela u-Elija lo mprofethi omkhulu, indoda ngosuku lwakhe lingixolele. Mfo wethu, dade wethu, kulolo suku wayebabhulile labo bafazi abalobuso obupendiweyo, bona oJezebeli labo Ahabu, futhi wama kwaze futhi awula muntu wangathi owemalaye, futhi wakhuza futhi wadla futhi wema phandle lapho futhi uNkulunkulu wayemnakekele futhi wamsiza endaweni yonke. Uyazi umfo omdala wadinwa ngolunye usuku wathi, sengisiba mdala ngakho angeke nje ngiqhubekele phambili. Wayeqhubeka ngiyathemba iminyaka engamathumi ayisificamunwemunye ubudala esemdala sibili, futhi ehamba ngalapho futhi wayegcwele amandla aphilisayo. Liyazi ukuthini na? Wakhangela phethe yakwe Jordani. Oh Nkulunkulu, ngiphosa ngibone nganeno. Aliboni na? Egcwele kangako ngamandla aphilisayo. Waze wabona inqola ihakitshiwe. Phethe ya amabhiza omlilo, nenqola yomlilo ihakitshiwe. Wesinye isihlahla phethe ya wahamba nje echapha umfula. Waya ekhaya engazange afe ngitsho. Amandla aphilisayo athumela abangela inqola ukwehla phansi ivela ezulwini futhi imenyukise. Wadobha ijazi lakhe futhi waliphosela emuva ku-Elija. Kunjalo manje khona-ke umfo wadobha leyo rogwe, umfanekiso webandla. Njalo bona wadobha leyo rogwe, manje wenza izimangaliso okuphindwe kabili okungumfanekiso kaKristu lebandla. Bona u-Elija wenza ezine, yena wenza eziyisificaminwembili. Bona manje wayengamandla aphindwe kabili ngoba wakucela izinto ezinkulu ukwedlula lokhu engikwenzayo elizakwenza lani. Bona kodwa wayegcwele amandla aphilisayo futhi yonke into, waze wenza zonke lezi ngokuphindwe kabili lokho u-Elisha akwenzayo okwedlula akwenzayo. Futhi nanzelela waphila impilo waze wabaphose iminyaka engamachumi ayisificaminwembili kumbe isificamunwemunye obudala. Waba mdala futhi wafa futhi bamkhuphela phandle futhi bamngcwaba. Uyazi awu lawo mandla aphilisayo kazange amchiye eminengi iminyaka eminengi emva kwalokho, lapho inyama isibolile yonke emathanjeni akhe, wayelele ethuneni futhi babethwele indoda efileyo ngolunye usuku futhi babona isitha futhi baphosela nje indoda phakathi phezu kwamathambo ka-Elisha. Wakulamandla aphilisayo kangako kulawo mathambo, waze kwathi indoda yeqela phezulu yaphila njalo. Oh, azaphilisa umzimba wenu ofayo lanxa efile futhi wabola engcwabeni. Kukanti lawo mandla aphilisayo ahlala phezu kwalowo mhlabathi. Hallelujah! Oh. Lo owavusa uKristu wabafileyo uzaphilisa njalo umzimba wakho ofayo. UElisha emuva ngale. UElisha lo Elisha kumbula leyo ndoda efileyo lo mprofeti egcwele lawo mandla aphilisayo elele engcwabeni futhi wabola waphela kwakula mandla aphilisayo kangako waze kwathi baphosela umuntu ofileyo phezu kwakhe wabuya ekuphileni. Angabe elokhu esabeka izandla phezu kwabagulayo angeke akwenze na? Amen. Nankoke futhi kumbula siyinyama yenyama yakhe uJesu Kristu, siyinyama yenyama yakhe lamathambo amathambo akhe. Oh, akula enye indlela yokuphuma kikho. Sizavuka futhi yikho kuphela. Uzavuka yikho kuphela. IPhasika itho okuneni ukwedlula isiko nje. Kuyikho njalo manje ngoba imizimba yethu iphilisiwe kanye laye futhi sihlezi endaweni zasezulwini. Futhi lumzimba ungabola olwandle, ungabola emhlabathini, kungeke kube khona umlotha ogcwala isipunu, kodwa yena uyakuphuma ngoba umoya owavusa inkosi yami kwabafileyo usuphilisele umzimba ofayo, uphilise umzimba wakho ofayo. Futhi zizindlalifa zakhe zokuvuka kwakhe, ipolisi yakhe yempilo elaphakade engikhuluma kangako ngayo, liyazi. Akumangalisi wathi, lingesabi, uyakuba kwazi. NjengoPawuli wathi, kufa lungaphi udonsi lwakho, ngaba kungaphi ukunqoba kwakho. Ngigcwele amandla aphilisayo, ukubonga kube kuNkulunkulu owasinika ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Yebo mnumzana, amandla aphilisayo. Oh, ninabo, uyaphila kuze kube nini lanini, ofanayo izolo lamuhla lanini nini. AmaHebheru 13:8, nanzelela, uMesiya ogcotshiweyo, kanjalo lomlobokazi wakhe, uMesiya abancinyane, bona, ogcotshiweyo. Nanzelela, ukufa akumisi amandla aphilisayo kaNkulunkulu, ukufa akungeke kuwamise, lapho ulawo, alaphakade, akulalutho olungawamisa. Awungeke uwabophele, ungeke wenze ulutho kuwo, uyaphila impilo yakho yonke, lokho, kulokhu kungawamisi. Kuhle nje njengoba kwakunjalo. Nanzelela, uMose ugcwele lawo mandla aphilisayo, wayengenjalo na? Wayengumprofethi lo ilizwi elalibuya kuye, wayeyingxenye yelizwi, wayeyilizwi lalolo suku. Kunjalo na futhi emva kokuba esefile iminyaka engamakhulu ayisificaminwembili entabeni yokuguqulwa lapho ema lo Elisha. Kunjalo na amandla aphilisayo, ukufa akungeke kuwasuse. Hatshi, hatshi, izawavusa njalo. Ingilosi zabuya zamngcwaba phansi lapho esihotsheni. Wayesebolile futhi waphela, amathambo akhe esephelile lento yonke, kodwa amandla aphilisayo ayelokhe ekhona, amphilisa futhi amvusa. Futhi nango elapho emile lapho. Nanzelela uthi kunjalo na mfowethu Branham, emva kweminyaka engamakhulu ayisificaminwembili na? Oh, minabo, nxa ungabala kuMathewu ilo mbhalo, uMathewu 27:51, lingabhala, ubhaleni phansi. Lapho bonke labo ngemuva ngale abakholwayo ukuthi uzabuya, iBhayibheli lathi lapha emva kokuba esebuyile babelele emhlabathini amandla aphilisayo ayephezu kwabo, futhi babe ingxenye yakhe. Bona abangcwele babe ingxenye yakhe ngoba babekholwe kuye. Ngokungenzeka babelaleyo mpilo ngomhlatshelo wemvu, inhlawulo eyayingasoze ilethe umoya wemvu phezu komuntu. Nganganani manje lo moya womuntu uNkulunkulu ngokwakhe phezu kwakho. Bona silamandla aphilisayo amanengi okunganani, kodwa kudlulisela ngenhlawulo yesono wanikelwa iwundlu. Kungumfanekiso esilakho akusiwa umfanekiso, kuluqobo lokufaniswayo. Kuyini esikwesabayo? Futhi labo bafu ababelomfanekiso bekhombe ekuvukeni kwakhe, futhi baya phansi engcwabeni kanye lakho, njengoJobe emuva le phansi kokukhathazeka kwakhe. Ninabo, izinto zonke zisuswe kuye. Udeveli wathi, ivumele ngimthathe, izamenza akuthuke ebusweni bakho. Futhi-ke wakhululeka, wathi ungathathi impilo yakhe, futhi wakwenza yena konke kodwa ngaphandle kwempilo yakhe. Lomkakhe wamfulathela emelana laye, wathi ukuphefumula kwakhe kwaba ngokungazakaliyo kuye. amanye amazwi wayengaselani laye wayengasakhangeleki emthanda njalo futhi wamfuqela khatshana nje Jobe ulusizi kungani nje ungaqalekisi uNkulunkulu futhi ufe na wathi ukhuluma njengomfazi oyisiwula oh minabo bona wabambelela kulokho ayelakho manje wayengumprofeti wathi angisizo soni inikele umhlatshelo ophiweyo amen wayekwazi lapho ayemikhona waye eselizwini kungelandaba ukuthi abanye bathini wayekhona lapho elizwini khona-ke lelo hola elikhulu kakhulu wathi ukhuluma njengomfazi oyisiwula wathi inkosi iphile inkosi ithethe ngani malibusiswe ibizo lenkosi wathi ngeza kulumhlaba ngingelalutho ngeza lapha ngize ngizaphuma ngendlela efanayo ngalibusiswe ibizo lenkosi ehlezi lapho ephume amathumba abantwana bakhe befile wayetshaywe yibuyanga labangane bakhe bonke bamphendukela amalunga ebandla lakhe lezinye izinto zonke ezinwaya nge futhi intobani ehawulayo akula owenu owake waba kulokho lakhathesi loba kunjalo wabambelela kulelo lizwi wayeyinqunqulu oh minabo awungeke ugcine isimbozo emehlweni akhe isikhathi sonke hatshi hatshi khona kanjalo emile kulelo lizwi kuyini okwenzakalayo izibhakabhaka zahlubeka imidumo yaqala ukuduma umbane waqala ukubaneka futhi uJobe wakhangela phezulu futhi wabona umbono wathi ngiyazi umhlengi wami uyaphila ezinsukwini zokucina uzakuma phezu kwalumhlaba futhi loba impethu sezichithile lumzimba amathambo lakho konke lawo mandla aphilisayo azakube ekhona ngizazibonela uNkulunkulu ngokwami lo engizambona ngokwami amehlo ami azakhangela futhi hatshi omunye kunjalo na loba emva izinso zami seziqothulwe ngaphakathi kwami loba emva impethu zesikhumba ezisemzimbeni wami manje zizawuchitha yazi impethu zesikhumba kazibuyi kuwe isibungu leso sivele sikuwe impethu zesikhumba zakho wena ngokwakho uke wakunanzelela lokho na ubekwe ebhokisini futhi ulivale lingangenisi umoya izibungu zizakudla ngokufanayo nje ngoba ziphakathi kwakho uyisigaqa nje sezibungu kwasekuqaleni ngaphakathi loba impethu zesikhumba impethu zami zesikhumba zingichitha inyama yami kukanti enyameni yami ngizambona uNkulunkulu futhi kulokho kusa kokuvuka dumo haleluya uMathewu umlobi omkhulu 2751 wathi emva kokuba esevusiwe kwabafileyo ukuthi abangcwele betestamente elidala abanengi balabo ababelele othulini lomhlaba baphuma engcwabeni futhi bangena edolobheni futhi babonakala kwabanengi lawo mandla aphilisayo elokhu esemathanjeni ka-Elija lapho kwasekungasela mathambo ngitsho elokhu ekuJobe lapho kwakungasela uthuli olugcwala isipunu oluseleyo lomzimba wakhe kodwa amandla aphilisayo ayelokhu ekhona lapho uba lumoya owavusa uJesu kwabafileyo uhlala phakathi kwenu uzaphilisa njalo umzimba wakho ofayo nanzelela ngokuphangisa manje uthi oh ngifisa aluba ngaphila ngemuva uphila esikhathini esingcono manje nxa lonke lini ngiyabona libhala phansi imibhalo kulungile bhala phansi abaseThesalonika bokuqala 4:16 nanzelela ukuthi kuhle okunganani bona phakathi abangcwele labo abalala kuKristu uNkulunkulu uzakubaletha kanye laye bona abangcwele engcwabeni bephumule njengalokho u-Elija ayeyikho abanye njengalokho u-Elisha ayeyikho bona abanye babo baphiliswe abanye bazathathwa abanye bazakuba besengcwabeni bazahamba laye uphondo lukaNkulunkulu luzakhala labafileyo kuKristu bazavuka kuqala futhi thina esiphilayo nesileleyo sizahlwithwa ndawonye labo ukuhlangana lenkosi emoyeni amandla aphilisayo kwabaphilayo amandla aphilisayo kwabafileyo bona amandla aphilisayo afanayo kaNkulunkulu ebonakalisiwe kubo bobabili laba abaprofethi khangela amabizo abo aphosa afanane Elisha Elija bona umlobokazi lomyeni omunye wabo Ngumnumzana Jesu, omunye ngunkosazana Jesu. Uyabona, kuphosa kufanane. Nje, phakathi kowesilisa lowesifazana. Bona, uElisha, futhi khangela ukuthi kumelwe njani lapha. Manje, uElisha, wenyuka ekuhlithweni. Kumela ibandla, kulungile. UElisha, noElisha waphuma, waze kwaba yikuvuka. Bona, njengenyoni nje, ifuna impiko ezimbili, ukuze izibalanse. Bona, ibandla lamelwa khona lapho, kulabo baprofeti ababili, ngoba thina esiphilayo, futhi sisasele, ekubuyeni kwenkosi, asiyikubandulela labo abaleleyo. Ngoba uphondo lukaNkulunkulu luzakhala, impiko zombili, zizakuza ndawonye, futhi sizaphapha, sihambe. Haleluya, sizaphapha, sihambe. Ngoba, ini, wabaphilayo. Kumbe abafileyo, lawo mandla aphilisayo, alokhu ephila, nanzelela, kumbula manje, ukuphiliswa, ukubona ukuthi lezi izinto ziyini, khangela amandla aphilisayo, alolusuku, kumbula, siphilisiwe, ungasikude, okoncedo, futhi ngicabanga inkosi yethu yathi, futhi lo Pawuli wakutsho, lokho ubaba angitshengise khona, angikodlanga lutho. Ngiyalitshela futhi kulezi insuku zokugcina lapho sibona amandla akhe aphilisayo phezu kwethu. Wasipha futhi lamandla aphilisayo ukubona abagulayo besiliswa. Siwabonile amandla aphilisayo esebenza phakathi kwethu njengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi phezu kwabo ensukwini zakuqala. Bona, siwabona ebuyisela ngombono futhi evusa abafileyo. Siwabona esenza abagulayo bephile. Olunye usuku, ngangitshela omunye umuntu, uDonovan Weeds, omncinyane lapha, ngithemba lonke liyamazi. Ngangiphezulu ngizingela laye, umfo omncinyane ohawulayo, indoda encinyane enhle, ubuya lapha ebandleni, uza umngane wami olungileyo kakhulu nje. Futhi nje wathi, bengingafuni ukukuhlupha. Ngakhangela, futhi indlebe yakhe yaphenduka indlela yonke, okuphakathi kwaba ngaphandle, futhi ngathi, unjani Donovan? Ngambamba ngesandla nje, njengalokho, lemvukuzane ngathi, Donovan, yini uhlupho ngendlebe yakho? Wathi angazi mfowethu Branham, phose inyanga eziyisithupha eziyisikhombisa. Futhi nje kuyaqhubeka kulokhu, ngathi kungani ungakhulumanga lutho ngakho? Wathi, bengingafuni ukukuhlupha mfowethu Branham. Ngathi, uyakwazi ukuthi kuyini? Wathi ngilomqondo. Ngabeka nje isandla sami phezu kwakhe. Angikhulumanga lizwi, insuku ezimbili, emva kwalokho, kwakungela ngitsho inxeba. Kuyini na? Amandla aphilisayo, bona, azaphilisa umzimba wakho ofayo. Indlebe yakhe yayidleka, ubuchopho bakhe, babuzabe, bungasekho, bona, ayeza kuba, efile, kodwa amandla aphilisayo, bona. Futhi ngolunye usuku, lapho ngikhathele ngokwami mayelana ngathi, nga mfana, kungcono uqhubekele phambili. Ule minyaka engamachumi, amahlanu, ubudala, wena nxa uzakwenzela inkosi ulutho, kungcono uphangise, futhi ukwenze, ususiba mdala, bona. Futhi lapho lokho kusa, amandla aphilisayo abuya, futhi wangivumela ngakhangela ngale kwekhetheni, futhi ngalibona lonke khona ngale. Aha, bona, wathi, wonke lokho owake wakuthanda, labo bonke abakuthandayo, wapiwe kuwe, bona. Ngababona, wonke lapho, njengalokho, kwakuyini na? Amandla aphilisayo. UJohane uMambuli wayegcwalisiwe egcwele amandla aphilisayo owemayo phezulu futhi wabona isiphetho kusukela ekuqaleni. UIsaya wayegcwele amandla aphilisayo futhi wema futhi wabona imileniyamu lakho konke. Amandla aphilisayo futhi nxa umoya owavusa uKristu kwabafileyo uhlala kini uzaphilisa umzimba wakho ofayo. Umzimba ofayo. Kumbula. Amandla aphilisayo, khangela lokho esikubonileyo, kulolu suku. Amandla aphilisayo, abuyile kithi, ukuzovula impawu eziyisikhombisa. Kwakuyini lokho, inhlakanipho yomuntu na? Hatshi, amandla aphilisayo kaNkulunkulu. Bona, amandla aphilisayo kaNkulunkulu, akhuluma ngaphambili, ukuthi, lokhu kuzakwenzakala. Bona, amandla aphilisayo kaNkulunkulu, enza umhlaba, ufakaze ngakho, kuliqiniso. Ingilosi yenkosi, ngalitshela, yayikhona, ensikeni yomlilo. Amandla aphilisayo, umhlaba mawufakaze, ukuthi kuliqiniso. Futhi, kulokho, babengazi ukuthi, kwakuyini. Futhi, sasikwazi, khangela nje, ngalindlela. Futhi, kuyinkosi yethu, phezulu lapho, uyabona. Nguye lo owavula impawu lezo. Uyilezo mpawu. Ngoba ilizwi lonke likaNkulunkulu nguKristu. Futhi uKristu izimpawu ezavulwayo. Kuyini ukuvulwa kwempawu ke? Kwambula uKristu. Futhi zona ingilosi eziyisikhombisa. Ezazimela amabandla ayisikhombisa wonke ephelele futhi sasingakuboni bakwenza bathatha umpikitsha hathi thina futhi nango elapha emile lapho umahluleli omkhulu etshengisa ukuthi ungu-Alpha lo-Omega ukuqala lokuphela isibonakaliso bani amandla aphilisayo ayenza lokho kithi amandla aphilisayo asivumela sibone ukubuya kwakhe amandla aphilisayo asihluthuna ekufeni sisiya ekuphileni amandla aphilisayo apha ukudalula ukwazi okubi ngawe lalokho okokwenza lokho okwenzileyo lalokho okwakungamelanga ukwenze lalokho okwakumele ukwenzile lalokho oza kuba yikho amandla aphilisayo zonke lezi izinto inkosi yethu uJesu igcwele amandla aphilisayo Waye yikho kwakho konke ndawonye, waye gcwele kangako, amandla aphilisayo, wakhuluma lokhu, ilizani lumzimba, futhi ngizawuvusa ngensuku ezintathu. Khuluma ngesibindi, emandleni aphilisayo, dilizani lumzimba, futhi ngizaleli tempeli, futhi ngizalivusa ngensuku ezintathu. Ngani, kungani wakutsho lokho, waye kwazi. Ukuthi kwakulotshiwe ngaye bona ukuthi kwakulotshiwe ngaye ngelizwi likaNkulunkulu elalingeke lehluleke ilizwi lathi angisoze ivumele ongcwele wami ukuthi abone ukubola kumbe ngithiye umphefumulo wakhe esihogweni ukuthi wayekwazi ukuthi amandla aphilisayo ayezamvusa ukuthi akusoze kube lesicucucu sesakhe esisodwa esibolayo wathi dilizani ithempeli leli futhi ngizalibuyisela njalo ensukwini ezintathu Ngani, kwakuyisiprofeti, ilizwi likaNkulunkulu, futhi isiprofeto, ngakuyilizwi likaNkulunkulu leqiniso, alehluleki, futhi isiprofeto esifanayo, lelizwi likaNkulunkulu elathi, uza kumvusa, lithi, sesivele savuswa kanye laye, akumangalisi wathi, lingesabi, futhi kulotshiwe, ukuthi, umoya okhona manje, wawukuye, Manje ukithi ukuthi uyaphilisa njalo imizimba yethu efayo ungesabi mngane iMDO DNA ivukile indodana ivukile akula manje khangela ekuguqulweni sasikhona wonke umuntu emelwe lapho kwakulabangcwele abaphilayo ababehlwithiwe kwakulo Elijah emile lapho futhi lapho kwakumi uMose abangcwele abafayo beme njalo bobabili Babe lamandla aphilisayo loba omunye wafa lomunye angazange afe bonke bakhona lapho nanzelela oh khangela lokho esiyikho manje sibona kulezi insuku zokucina into efanayo ayithembisayo uJohane 14:12 manje khangela qiniso abantu bathi uzitsho ukuba lamandla hachi sinjengabo entabeni yokuguqulwa bona sibili ngasizitsho ukuthi silamandla kodwa thina njengababe yikho entabeni yokuguqulwa babe ngathi Mose wathi bona ngubani bona ukuthi ngingubani abafundi bathi bona ukuthi ngingubani bona ukuthi ngingubani liyazi lokho okwenzakalayo nanzelela babona uJesu ekhazimulisiwe yikho kuphela ababefuna ukubona bemelwe uJesu okhazimulisiweyo futhi kunjalo lamuhla ngasizami ukuba ngomunye umuntu omkhulu ngasilandaba lokho abantu abakutshoyo ngathi ibizo lethu ngalisilutho kulibizo lakhe impilo yethu ayisilutho kuyimpilo yakhe kungamandla akhe hathi amandla ethu futhi kulento eyodwa kuphela esithanda ukuyenza ukumbona ekhazimulisiwe futhi kungaba njani na lapho ekhazimuliswa ngithi ngokuvuka kwakhe okukithi siyambona efanekisiwe njalo njengalokho ayeyikho lamuhla likutholile lokho na bona isifiso sethu ayisikho ukuba sikhazimuliswe isifiso sethu akusilo bizo elikhulu isifiso sethu kayisikho ukuthuthukisa elinye ibandla kumbe ukwenza abaneni esikolweni sesonto kumbe ukuzama ukuletha phakathi ukubopha izandla lezinyawo ukufuqela phakathi iphathi yepikiniki kumbe ukuletha ingcwethi izikopela kumbe enye into njengalokho lezo kayisizo sifisa sethu isifiso sethu ikumbona ekhazimuliswa. Ekhazimuliswa ini? Hathi ngokuzigqaja okwethu, kodwa phakathi kwethu, impilo zethu, ukufakaza ukuthi uyaphila, futhi ephila kithi. Nxa ngingazikhupha phandle kwendlela, ukuze lapho uWilliam Branham engacatshwanga ngaye, lawe ungacatshwanga ngawe, size sibone uJesu ekhazimulisiwe phakathi kwethu. Ukumbona yiso isifiso sethu. Yiwo aphilisa, uyasipha amandla aphilisayo, futhi uyasipha intokozo, ukwazi ukuthi sikanye laye. Wonke inyama lethambo lakhe, singumlobokazi wakhe, futhi sibona indlela zakhe, ezokuqinisa ezifanayo, efakaza phakathi kwethu, ukuthi uvukile manje, wabafileyo, bona, akumangalisi wathi, lingesabi, okwamanje, nanzelela, sihlengwe nguwe, futhi manje, sivuke laye, yikho lokho okuthiwa yiphasika ebantwini, ukuvuka laye, nanzelela, manje silomoya wakhe kithi, ubufakazi, betayithela, kubhadelwe ngokugcweleyo. Hathi awuthi, awu, ngithemba ngizafinyelela. Usuvele wafinyelela, hathi ngizafinyelela. Sengivele ngafinyelela, angizange ngifinyelele. Wafinyelela ngenxa yami, bona, hathi mina, yena, awu, mfowethu Branham, bathi, angilandaba ukuthi bathini. Lapho wafinyelela, ngenxa yami, yikho kuphela. Engikufunayo engilendaba lakho ngifuna nje ukumbona ebonakalisiwe. Ungakwenza njani? Umbize ehle na? Hathi ukuwe, bona ukuwe. Awu khona ke Nkosi, nxa ngingaziphumisa phandle kwendlela, ungabonakalisa ngokwami. Ungakwenza njani na? Ngoba wakumisela ukuba njalo. Konke lokhu ubaba angiphe khona kuza. Nanzelela Dumo, ngobufakazi bonke lobu buthanisiwe kanye lathi kulokhu kusa. Oh, ngicabanga ngaleyo ngoma.
On that resurrection morning, when death cords will be broken, we shall rise. Hallelujah, we shall rise.
Uyakukholwa lokho, sizavuka kuwe, siba ingxenye yakhe, iphasika, imfihlo kaNkulunkulu, eyambuliweyo, njengalokho, eyayiyikho ngaleso sikhathi, eyokuphila. Emva kokufa, siyaphila manje, abake bafa esonweni, laseziphambekweni, uphawu lwephasika lweqiniso, lwephule ukufa phansi kwami, futhi ngiyaphila, uphawu lwephasika, ekuqaleni, lwephula uphawu, lophawu lwesiRoma, uphawu lwephasika, ukuthi, wayevalelwe, futhi abantu, lapho besifa, babengasekho, kodwa, wephula uphawu, futhi wembula imfihlo. Uthi manje, uNkulunkulu, ngomoya wakhe ongcwele, wephule uphawu empilweni zethu, futhi uKristu wembulwa, njengoba ephila kithi. Ngoba manje, siphilisiwe kanye laye. Oh, ikhasi emva kwekhasi.
We shall rise, hallelujah. We shall rise, amen. On that resurrection morning when death
Oh, alithokozi na, yathokoza sibili. Konale emuva, laphaya, phakathi kweshedi endala, yamalahle, ngokunye ukusa, impawu zephulwa. Futhi ngavuka laye, isidalwa esitsha, amandla akhe aphilisayo, indodana ivukile. Kungasikude, ngatshelwa indaba encinyane. Mayelana ngomgoli wenhlanzi, umfo waphuma futhi waqhatsha umgoli wenhlanzi omdala ukuphuma laye ukuyagola inhlanzi okhunjini lwentshonalanga. Baphuma kulokho kusa, nxa omunye wenu egolile phandle lapho inhlanzi isalmon, ngani uyazi lokho okuthatha indawo kuba lenkungu embi phandle lapho. Ngibona umfo wami omncinyane uEdibiska phansi lapho, umishinari uma India phandle lapho, futhi sagola inhlanzi ngokwethu phandle kulezo nkunji. Ngakho lumgoli wenhlanzi wayengathi uyafundela, uyazi. Wahamba ekugoleni inhlanzi, futhi baphambuka endleleni. Belindele imini, ukuthi ibuye, liyazi. Futhi, babengezwa uphondo lwesixwayiso senkungu futhi. Futhi lumgoli wenhlanzi, wakhathazeka, wathi, zesindendela olwandle, hey, wakhathazeka. Wathi hlala phansi, ndodana, hlala phansi. Umgoli wenhlanzi, omdala ethule, liyazi. Wayekwazi lokho ayikhuluma ngakho, wathi. Linda nje, kuze kuphume ilanga, khona-ke, singabona lapho esikhona. Uthi kumele ngibe ngu-Methodist na, Baptist na, Pentecostal na. Mana nje, indodana ivuka, sizabona lapho esikhona. Uyilizwi. Mana uze ubone ilizwi libonakaliswa. Likhazimula phezu kwembewu. Isithungo sokuzunguzwa. Sizabona lapho esikhona. Liyamthanda na. Uxolo ngiligcine isikhathi eside kangaka. Bangaki abenu abazahlala okwebusuku. Oh, penduka nje njalo lintambama. Bona, phose ngehola lesikhombisa nta. Ubulomunye futhi. Asikhothamiseni amakhanda ethu. Ukhona oyedwa lapha, kumbe abanengi, ongela amandla aphilisayo phakathi kwakho. Indodana ikhanyise yonke indawo, futhi lihlale kuleli thabhanekeli, ilalele amathephu, futhi kukanti umoya, awukaze ukuphilise, uze wenelise ukulandela ilizwi likaNkulunkulu. Ukuthi, linabafazi, lani linamadoda, lingalalela ilizwi lonke, alibhalileyo. Oh, leyo yinto eyingozi. Aluba ungabe uyimbewu efileyo, ungela mpilo kuwe, kodwa kulenye into kuwe, ekutshelayo ukuthi, ngifuna ukuvuka lokhu kuza. Ngifuna ukuvuka esimeni engikuso. Angifuni nje ukuba yimbewu efileyo. Ngichiywe emhlabathini lesigodweni esindendayo. Ngifuna ukuvuka. Ungaphakamisa isandla sakho na uthi ngikhulekele mfowethu. UNkulunkulu akubusise. UNkulunkulu akubusise. Mina bo khangela izandla. Akula ngenye indlela lakancinyane yokubizela ku-altari. Lokho esikuthi ukubizwa ku-altari, abantu bayabuya ku-altari. Angikho kangaka kukho kungenani. Lokho nje wengezelelwa ebandleni ensukwini zemvuselelo ye-Methodist. Bona, iBhayibheli lathi bonke abakholwayo bona babhaphathizwa kulechibi lapha eligcwele amanzi lilindele labo ngubani ozimisele ukufa uqobo lwakhe. Manje ungabe ungcwatshiwe izikhathi eziningi ebizweni lenkosi uJesu, kodwa uze kuthi leyo mbewu ibe yimpilo, bona akungeke kuyiphilise. Hatshi, hatshi, hatshi. Ubhaphathizo lwamanzi lunjengamazolo awa evela ezulwini angawela phezu kwembewu, kodwa kakula mpilo lapho, ayingeke iphile. Kodwa nxa ubhaphathizo uqobo lwamanzi wokufa kuwe uqobo, futhi ulungele ukufa kuyo yonke into owake wayifundiswa ngezivumokholo nenhlanganiso zamasonto okuphikisana lelizwi, futhi uza kuhamba njengendodana kumbe indodakazi kaNkulunkulu, futhi ukutsho enhliziyweni yakho khangela lokho lolu bhaphathizo lwamanzi oluza kwenza kuwe kulokho kusa. Phendukani lonke munye lamunye wenu futhi libhaphathizwe ebizweni likaJesu Kristu ekuthethelelweni obubi benu, isono senu, futhi uzakwamukela isithungo, umnikelo wokuzunguzwa. Uzakwamukela amandla okuhambisa umoya ongcwele, ngoba isithembiso ngesenu, futhi labo bonke kuzo zonke izizukulwana kuzakuba njalo. Baba Nkulunkulu, sengikhulume kwaba kude futhi ngathatha isikhathi esiningi sabantu, kodwa Nkosi Nkulunkulu akulabuma kukho. Ukhangeleka nje ukuthi uchiye futhi usuke uhambe, futhi uphumule, futhi uphenduke. Siphila emhlabeni ofayo, phakathi kwabantu abafayo, lombiko wempilo, futhi lobufakazi bokuvuka. Nkulunkulu othandekayo, siza kuba ngabenyama kanye, futhi kuza kuba njani nxa singayekela leli thuba lisedlula. Inhliziyo zethu ziyavuta, imiphefumulo yethu iyajabula. Laba abangene phakathi, labaningi lapha bayezwa lumbiko lokhu kusa. Yebo, amakhulu amabili kumbe amathathu baphakamise izandla zabo bafuna ukukholwa Nkosi. Oh, sibili, leyo mbewu ayifanga Nkosi. Bangaphakamisa kanjani isandla sabo njengalokho lenye into? Oh Nkulunkulu, ibumina obudala kulowo mfazi kaJobe emelapho esithi, oh, kodwa Nkosi makuthi lowo Jobe lelo kholwa lingene phakathi lokhu kusa, afe ngokupheleleyo futhi angcwatshwe lapha kulumbhaphathizo wamanzi, amathonsi amazolo avela ezulwini, ilizwi likaNkulunkulu elithi liza kugeza isono sonke futhi asithethelele. Ubhaphathizwe ebizweni likaJesu Kristu usenzelani na? Ukuthethelelwa kwesono sakho, izono zithethelelwe ebizweni likaJesu Kristu. Makuthi khona-ke Baba, makuthi nxa begula, mabaphume phandle bephilile, makuthi nqa begogekile, mabaphume ngaphansi kwamandla kamoya ongcwele, nqa bebeyizoni, mabaphume begezisiwe futhi behlanzekile. Nokuhlelwa ngokungena phakathi, amandla okuhambisa avela phezulu, umoya ongcwele futhi ubahlwithe, Nkosi, philisa umzimba wabo ofayo. Khona-ke sizakuzwa indimi uqobo ezintsha, amandla kaNkulunkulu, uthando olungakhulumekiyo, umusa ofayo, lo musa ophilayo, lo Kristu ovukileyo, umzimba umlobokazi omela yena emhlabeni. Baba, bangabakho baphakamise izandla zabo, ngitshumayele ilizwi manje, Baba, bamukele. Ngiyakhuleka ebizweni likaJesu Kristu, ngiyakucela khona. Ameni. Liyamthanda na? Akamangalisi na? Usuthisekile ukuthi uyingxenye yalokho kuvuka kwePhasika, ukuthi uvuke kanye laye. Phakamisa isandla sakho, ubaliwe, bantwana bami abancinyane, njengoba uPawuli wayengatsho. Ngingazami ukumlingisela, kodwa uthando ngiyalithanda. Ngihamba kanzima imigwaqo lezinye zonke izinto ukufika lapha ukuthi ngithole ukukhuluma lani. Ngiphume enkangala ngidabula phezu kwenqwaba zeqhwa lokunjalo ukufika lapha. Siyaphapha endizamchineni, liyachayela lidabula ilizwe ukuze sibe ndawonye. Siyathandana, siyingxenye yomunye lomunye. Ungamvumeli uSathane akutshele loba yini okunye. Siyingxenye yomunye lomunye, siyingxenye yakhe, futhi zizakhamizi zombuso. Sikholisa lezi izibusiso ndawonye zokuvuka. Futhi manje, bona, manje selivele lavuka lapho uNkulunkulu emvusa, walivusa indodana nje isingakuwe. Manje futhi manje phezu kwakho, futhi uyakhula empilweni ehlumayo njengalokho ayeyikho. Ukuvuswa ngokupheleleyo kulolo suku lokucina, ukwenelisa kwenu lilakho manje. Kungani usazi? Umphefumulo wakho uguquliwe, awuzange na? Umzimba wakho wangena ekulaleleni kukho, awuzange na? Ekulaleleni ini? Ibandla, ilizwi eliyimpilo. Khona-ke usuvusiwe manje wabafileyo. Kuyiphasika kanye loJesu lami, iphasika kanye lawe loJesu, futhi iphasika kanye lawe mina loJesu. Sonke siwombe uJesu, wena lami, sonke sivuswe ndawonye, futhi sizavuka osukwini lokucina. Lanxa imimoya yethu ichiya imizimba yethu, lanxa imizimba yethu ithomba, mayihambe othulini, mayitshiswe, mayibe ngaphansi kolwandle. IBhayibhili lathi ingilosi yathulula okwayo phezu kolwandle lezinto zonke ezafayo zavuka. Akulalutho olungasifihla kumbe lusehlukanise kulowo uNkulunkulu esimthanda kakuhle sibili, owasivusayo ndawonye. uNkulunkulu alibusise. Ngilihlalise lapha isikhathi eside, nxa labo bantu belokhu bekuleyo foni isibili ba amasenti alitshumi lanhlanu ngomzuzu, babhadele sibili lokhu kusa. Kodwa bengingenelisi ukuma ngalelo hola, ngenze nje ukuqhubeka. Manje iNkosi ithanda, ngiza kuphenduka lobu busuku ukukhuluma lani futhi, futhi nxa ngingeke, futhi-ke lonke liyazi ngithemba asikho hhayi, kumbe akula, asisekho efonini njalo futhi, asisekho efonini njalo futhi. Liyakwazi lonke lapho engiya khona, alikwazi na? E-Afrika ngabiza okwesikhathi eside, okweminyaka bengizama ukubuyela. Manje umbono umoya weNkosi ulungiselele indlela. Bathi lapho labo bayanga abomdabu sebekuzwile ukuthi angikuyanga, isikhathi sokucina ngilapho, balala emhlabathini imini lobusuku, futhi balila, futhi bakhala, futhi besithi, Nkosi, woyini esikwenzileyo? Izinkulungwane zabo labo bantu babakholwa ngitsho ukuthi balomphefumulo, bona, futhi bakhala njalo balila, futhi bakhala. Lingathumeli ilizwi phambili, ngiyacela lingakwenzi. Bona, nxa leyo visa ingenzakala ukuphumelela lapho futhi ingene phakathi kwabatshumayeli, bangangimisa khona lapho. Kumele ngingene njengomzingeli, ngiyaphezulu kuNdlovukazi eyaletha amatolokisi esitimela agcweleyo alitshumi lesikhombisa, futhi wehla phansi emhlanganweni. Ngifanele ngenyuke futhi ngiyezingela esigabeni sakhe, futhi ngiyangena phakathi. Ipasipoti yami lezinto zonke zibizela umzingeli, Achi inkonzo yenkolo. Konake kuzakuba lomfowethu oyedwa ozahlangana nami esithi, kungani ungasenzeli umhlangano omncinyane ama-stadium asevele aserentiwe abakwazi lokwazi bona. Oh Dumo, khulekani ukuthi intando kaNkulunkulu ayisoze inqatshelwe ukuthi umphefumulo wami okhalele i-Afrika kusukela ngisuka ngangenelise ukuphenduka njalo. Khona-ke ngililethele umbiko womhlangano omkhulu. Mhlawumbe angisoze ngilibone njalo kusukela lamuhla ngize ngiphenduke. Siyahamba ensukwini ezintuthwane nje manje. Olwethumi lukaNkwenkwezi lingangikhulekela na? Khumbula alizazi inhlupho ukuthi ziyini lize lifike lapho. Inyanga nhlangothi zonke lodeveli, futhi ungacabangi ukuthi kabakwazi ukuthi benzeni bona. Futhi kungcono wazi lokhu okhuluma ngakho lapho usima phambi kwabo. Kodwa ngiyamazi lowo engamkholwayo, futhi ngisuthisekile uyenelisa ukugcina lokho engikunikele kuye ngalolo suku. Manje kulamahenki abekwe lapha, uNkulunkulu othandekayo, njengombiko lokhu kusa wokuvuka, futhi lami ngimile lapha Nkosi, futhi ngifakaza ngelizwi ukuthi lawo mandla aphilisayo asemntwaneni okholwayo. Ngakho-ke phezu kokukholwa ekukholweni ukuthi lawo mandla aphilisayo aseguqule impilo yami, futhi laba bantu bayakholwa Nkosi, futhi kuguqule impilo zabo, futhi siyakhulekelana. Ngibeka izandla zami phezu kwamahenki lawa. Oh, makuthi uNkulunkulu owaphilisa uJesu Kristu futhi wamvusa kwabafileyo, futhi lowo moya owamvusa kwabafileyo uhlala emizimbeni yethu. Umoya owawuphezu komzimba ka-Elisha lowo ngemuva kokuba esefile, futhi kungasilutho kodwa amathambo ayelamandla aphilisayo kuwo. Izandla zabapostoli zazilamandla aphilisayo kuzo. Ingqondo zabapostoli, ukubona kwabapostoli, indimi zamakholwa, bonke babelamandla aphilisayo. Manje makuthi lawo mandla aphilisayo lapho ngibeka leli lizwi phezu kwabo lezandla zami ukumela umnini ngomusa walawo mandla aphilisayo, makaphilise yonke limizimba egulayo, futhi baphiliswe njalo uNkulunkulu ngebizo likaJesu Kristu. Makungabi kuphela kulawa amahenki kuphela, kodwa kulabo bantu phakathi kombuthano wonke, umuntu ohluphekayo, labo bantwana abancinyane, abantu abadala, loba yini abayikho, makuthi lawo mandla aphilisayo abaphilise khona manje ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Manje bangaki abalamandla aphilisayo na? Manje bekani izandla zenu phezu komunye lomunye. Nxa lawo mandla aphilisayo ephakathi kwakho, manje kulento eyodwa kuphela ewayehlulekisayo ukunqabela lokho yikungakholwa kwakho. Umfazi wathinta isembatho sakhe waphiliswa. Isotsha lesiRoma lakhafulela ebusweni bakhe futhi lahamba esihogweni. Bona, ngakho kwakule kuya ngokuthi ungaphi. Liyakukholwa na? Liyakukholwa na? Manje ngifuna ukuthi ukhothamise ikhanda lakho futhi likhulekelani omunye lomunye. Khuleka nje uzwakale sibili othi nje, Nkosi lumuntu, bona ulekelanani. Nkulunkulu othandekayo, senza lokhu ebizweni likaJesu Kristu, ibizo kuphela eliphiweyo emuntwini lelo angasindiswa ngalo kumbe asiliswe. Abantu labo abayizakhamizi zombuso abanini bamandla aphilisayo, aphilise kubo Nkosi nje manje, futhi makuthi umoya uhambe kusuka kweyinye ingqungqulu kusiya kweyinye, kusuka elizwini kusiya elizwini, kuze kuthi ukugcwala kukaJesu Kristu kubonakaliswe emzimbeni ngamunye, okwenyama, okomoya, kumbe loba yisiphi isidingo abalaso. Lapho sibeka izandla zethu phezu komunye lomunye ebizweni likaJesu Kristu.